ngiphuze kancane nje. Bengilomunye umuntu okade elodlakela. Udlakela sibili futhi bese kumele ngihambe ngaleso sikhathi ngoba kade bebabi sibili, bebabi sibili. Futhi ngachayela indlela yonke ngisuka eMichigan. Omkhulu wamapolisa kade echaye ifoni lokunjalo ukuthi kade bebabi sibili kakhulu sibili. Manje kodwa kuza kuba kuhle. Yonke into ihlelekile. Ngakho kulungile. Nga inkosi ingena yonke into ihlelekile khona ke akusikho na muhle kakhulu ukucabanga ngobuhle bakhe lesihawusa ke kulokho ayikho kithi futhi lokuthi ziligu kokunganani indumiso zakhe awu sizamile ukuqalisa sisithi sizathatha izahluko zokuqala ezintathu zebhuku laba Efeso futhi ngicabanga sithethe amabala okuqala amathathu kumbe okunye okokuqala okuthathu lawo asizange sifike endawo kangako kodwa mhlawumbe lobu busuku singachova phambindlana kancane
manje ngifuna ukutsho ukuthi angisomfundi weBhayibheli ngendlela ezikude futhi ngikude lokuba isiyazi sezenkolo kodwa ngiyayithanda inkosi futhi ngiyathanda ukumkhonza futhi
Omunye umuntu okwesiphangiphangi nje uthe singakaqhubekeli phambili manje inkazana encane ezibhedlela eLouisville futhi ingcwethi zonke sezimehlulekile usesifa kathesi futhi ucela isicelo salumntwana njengamaKristu kungumlando wethu ukukhotha misa amakhanda ethu kathesi okomthandazo Nkosi yethu elomusa akusikho umlando wethu kuphela kodwa kulithuba lethu futhi kuyisifiso sethu ukuthi sikhothamise amakhanda ethu lobu busuku njengebandla njengeqembu laba bizweyo abantu abakholwayo lapha lobu busuku ukufundisa ilizwi lakho ukusibeka ezikhundleni phakathi komzimba lapho esimele sibe khona futhi lalapho esingasebenza sihlanganiswe endawonye njengamalunga omzimba kaKristu futhi kathesi kubizelwe kithi ukuba siye masinyane kuNkulunkulu futhi omunye wethu thina obaba sicabanga ukuthi pho ngabe leyo bekuyinkazana yethu encinyane inhliziyo zethu kade zingachiseka kanjani njalo zizwe ubuhlungu ngaphakathi kwethu futhi singabizela kumabandla ukuthi kube lomkhuleko ngokuphangisa futhi inhliziyo yomunye ubaba iyavutha ibuhlungu inkosi makuthi umuntu omkhulu kamoya ongcwele abuye nje kathesi enhlizweni kababa lo susa lonke ithunzi lokuthandabuza futhi lobuhlungu bonke futhi abekwazi ukuthi wena unguNkulunkulu futhi akula sifo esingama ebukhoneni bakho lapho umsebenzi wakho wobuNkulunkulu usiyenziwe ngebandla lakho futhi ngabantu bakho futhi la phakathi kweviki sikhuleka kusukela isonto edlulileyo ngicabange ngalezi indlela kumbe indlela lezi zomkhuleko asila sikhali esingako ngokukhangeleka okuyikho emhlabeni kodwa isavutha lesi esincane siyingozi nxa sibanjwe eminweni yokholo Onkosi makuthi imikhuleko yethu ichaye khona sibili lokho kufa pheche okulenga phezu komntwana lo futhi makuphahlazwe ubumnyama ukunyukumala kusuke eceleni kombheda walowo mntwanyana lolo sane kumbe umntwana inkazana encinyane futhi makuthi ukukhanya okukhulu kobukhona bukaNkulunkulu kukhanyise phezu kwakho makasuke kuleso sibhedlela esengumntwana ophilileyo uNkulunkulu siyazi nje ngaphesheya komfula abathandekayo bethu basibelele futhi kuyinkazimulo kodwa siyabathanda abancinyane bethu futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi okwenkazimulo yakho ukuthi uzagcina impilo yalowo mntwana Thina njengebandla lakho siyakhuza ukufa lokho futhi sithi mana uthule laphaya awungeke uthathe lowo mntwana ngoba siyahluthula impilo yakho ngenxa yombuso kaNkulunkulu siphe izinto lezi Nkosi ukuthi sihambe khona kanye kokunenjwa njengoba siziqondisa ebizweni likaJesu Kristu umsindisi wethu amen.
Do we believe?
Siyakholwa na. Angikwazi ukuthi ngangingenzani uba ngangingaso uKristu. Ngangingasoze ngifune ukuba ngibe ngisahlala esinye isikhathi. Akulanto yokuphilela. Kuphela ukwenza abanye basindiswe. Yikho okukhulu engikwazi. Manje lobu busuku sifuna ukuqalisa isisekelo esincane sesifundo sethu. Esamuva futhi ngizazama ukubala ngoba isahluko sonke nxa ngingenelisa lobu busuku ngakho ngesonto ekuseni kuzamele ukuthi mhlawumbe ngifuqe kokubili isonto ekuseni lasebusuku nxa lokho kuqondile ukuzama ukungenisa uhlelo lolu engifuna ukuthi ibandla lilibone kuyinkazimulo ukuthola isikhundla sakho futhi akula muntu ongenza ulutho ngaphandle ukwazi ngokuqondileyo lokho okwenzayo. Pho aluba wawisakuba kuba lokuhlinzwa futhi kwakulo dokotela omncane owayesanda nje kuvela esikolo ukuthi uza engakaze ahlinze ngaphambilini. Kukanti wayemncane futhi emuhle futhi inwele zakhe ziganywe kuhle futhi egqoke kuhle sibili ececile futhi lakho konke futhi wathi sengilolile inqamu futhi sengigeze ngokupilisa wonke amathulisi lezinto kodwa wawuza kuba lomuzwa omncane ongahlalisekanga ngalokho kungaba ngcono ngibe lo dokotela omdala odlule kulokho kuhlinza izikhathi ezinene ngaphambilini ngingakafuni ukuthi ngisike ngifuna ukuba kwazi omunye umuntu hathi kuphela ovela esikolweni ngifuna umuntu oseke wakwenza futhi lo osehlezi lomsebenzi okwesikhathi engimaziyo ukumbiza lobo busuku umoya ongcwele ungumelaphi kaNkulunkulu omkhulu lo mfundisi omkhulu futhi ekubekeni isisekelo umbiko wami lobo busuku lokho sisukela entshumayelweni yangesonto ukuthi kuyikuthi balahla uSamuel ngelizwi lenkosi futhi bemkela uSawuli indodana kaKishi futhi balahla uSamuel owayemela umoya ongcwele ngoba wakhuluma kuphela lapho umoya umkhokhela ukuthi akhulume futhi lapho ebizela ukuba bakukhangelisise wathi khumbulani angaze ngikhulume ulutho kini ebizweni lenkosi kodwa lokho inkosi eyakwenza kwagcwaliseka futhi angaze ngihambe ngokungaziphathi phambi kwenu futhi akula muntu ongangicala ngesono njengoJesu wathi ubani ongangicala ngesono bona futhi wathi njalo ukuthi angizanga kini futhi ngalicela imali lokunjalo angithathanga lutho kini kodwa konke lokho engukhulumileyo kungokokulisiza lokho engulethileyo kini kuvela emlonyeni wenkosi futhi bonke abantu bayanika ubufakazi lokho liqiniso konke liqiniso kodwa loba kunjalo sifuna ukuba lenkosi sifuna ukuba njengomhlaba wonke manje lobo busuku umbhalo wethu yokwahlukanisa ibhuku labase-Efeso libhuku lika Joshua weTestament elitsha yokwahlukanisa futhi lokuhlela labo abanqobayo manje kuyisisekelo nje okwemzuzu emlutshwane ukuthola indawo singakaqali ukubala siqala ngendima 3
now we find last Sunday night that the
manje siyathola ngesonto edlulileyo ebusuku ukuthi uNkulunkulu kuTestament elidala wenzela u-Israyeli isithembiso selizwe lokuphumula ngoba basebe yizihambi futhi labazulayo futhi babe selizweni elingayisilo labo futhi uNkulunkulu wayethembisile ngo-Abrahama ukuthi abe yisihambi, inzalo yakhe yayiza kuba yizihambi okweminyaka engamakhulu amane phakathi kwabantu abangabafokazi futhi baphathwe kubi, kodwa ngesandla esilamandla wayeza kubaletha elizweni elihle elaligeleza ucago loluju. Futhi manje lapho isikhathi sesithembiso sesondele, uNkulunkulu waphakamisa omunye umuntu ukubaletha kulelo lizwe. Bangaki eklasini lobu busuku ukuthi lo kwakungubani? Abakwaziyo ukuthi lo kwakungubani? UMose. Nanzelela uhlobo oluqotho sibili. Lo munye wethu lo owaphiwa kithi ukuthi asilethe elizweni lesithembiso uKristu. Manje silesithembiso ngoba isithembiso sethu ikuphumula kukaMoya lapho okwabo kwakuyikuphumula kwenyama. Futhi ke babesiza elizweni lelo ababengathi leli ilizwe lethu, asesingabazulayo sesihlezi phansi, leli ilizwe lethu futhi lapha silophumula. Sizahlanyela amabele ethu, izivini zethu futhi sizakudla ezivinini zethu, futhi ke nxa singafa sizalijiyela abantwana bethu. Oh, singangena kanjani elizweni lakho? Imithetho yelifa njengoNaomi loRute uBowazi sikubuyise konke lokho emuva, ukuthi kanjani umfo ku-Israyeli ukuthi kwakumele kanjani loba yini lokho ayelahlekelwe yikho kwakufanele kuhlengwe yisihlobo esiseduze. Oh, kuhle okunganani! Kungathatha amaviki singeke sichiye isahluko lesi ukungena kukho. Singabophanisa iBhayibheli lonke phakathi lapha khona kusahluko lesi esisodwa. Futhi oh, ngiyathanda nje ukusifunda. Sasijwayele ukusithatha futhi sisithathe okomnyaka lengxenye futhi singachiyi ibhuku, sihlale nje kanye lalo. Manje kodwa kwakuyinto enkulu ukuthi ilifa, ukuthi kanjani ilifa elizweni elokuthi kwakungela omunye umuntu kodwa isihlobo esiseduze esasingahlenga lelo lifa. Manje ake ngiphose isiboniso esincinyane lapho engasibambayo ngobunye ubusuku. Kini bomama, bangaki lapha abake bakhulekela abathandekayo babo abalahlekileyo? Kulungile, nanko ke njalo bona ilifa lakho. Bona uPaul watshela umRoma wathi, kholo enkosini uJesu Kristu futhi wena lemuli yakho liza kusindiswa. Nxa ulokholo olweneleyo ukuthi wena ngokwakho usindiswe, woba lokholo olweneleyo kungenani ukuthi lowo mfana uphiyazeke okunganani, kumbe leyo nkazana kanjalo bazasindiswa kungenani. UNkulunkulu ngezinye indlela nxa kumele abasilise ngomhlane wabo belele lapho esibhedlela besifa, bazasindiswa. UNkulunkulu wakuthembisa ilifa. Oh, futhi baza kuba khona lapho, watsho u-Isaya, futhi lenzalo yabo kanye labo abasoze balimazi kumbe babhidlize entabeni yami yonke engcwele, itsho iNkosi. Oh, ngile ndawo encinyane engithemba ukuthi ngingafika kiyo lobu busuku, kuyavutha nje enhlizweni yami kwalokho, kuyaphenduka kulokho njalo. Kodwa manje kusiya phambili, khona ke likela nanzelela uMose lo menzi wezimanga omkhulu owaletha phansi u-Israyeli phansi elizweni futhi wabaletha elizweni lesithembiso, kodwa akazange abeke ilifa labo kibo. Angabanikanga ilifa labo, wabakhokhelela elizweni. Kodwa uJoshua wehlukanisa ilizwe ebantwini, kunjalo na. Futhi uKristu waletha ibandla endaweni lapho ilifa labo lenzelwa bona, laphiwa kibo iJordan nje ukuyicapha. Kodwa uMoya oNgcwele yiwo lo ohlela ibandla. uJoshua walamuhla ubeka ibandla ehlelweni lalo esipha umunye labunye izipho izindawo isikhundla futhi uyilizwi likaNkulunkulu likhuluma ngomuntu wangaphakathi lo uKristu amsindisileyo umoya ongcwele manje liyakubamba okunengi kwabo manje sesingena ebhukwini labase-Efesu manje ngendlela efanayo uyabeka ibandla esikhundleni lapho abangabakhona manje uJoshua wababeka elizweni lemvelo manje umoya ongcwele ubeka ibandla esikhundleni elizweni ukuthi babe esikhundleni leso okufanele babe kuso ilifa labo.
Now the first thing he starts off here, he addresses his letter, Paul.
Manje into yokuqala uyaqala lapho uyakhuluma encwadini yakhe uPaul leyo esizakufumana ngemva kwesikhatshana ukuthi yonke imfihlakalo le yambulwa kuye hatshi eseminari hatshi ngesazi sezenkolo kodwa kwakuyisambulo saphezulu sikamoya ongcwele leso uNkulunkulu asipha uPaul
ekwazi ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu wathi eyayifihlwe selokhu kwadatshulwa umhlaba kwakwambulwe kuye ngomoya ongcwele futhi umoya ongcwele phakathi kwabantu wawuhlela ilo lalo ubeka ibandla esikhundleni.
Now the first thing Paul starts out here to tell the people.
Manje into yokuqala uPaul uyaqala lapha ukutshela abantu ukuthatha yonke igumbulani lokho ngokwebandla hatshi kwabaphandle kuyimfihlakalo ngamalipho kuye angeke enelise ukukuzwisisa kuyahamba phezu kwekhanda lakhe akazi lutho ngitsho lokuncane ngakho.
But to the church it's honey in the rock. It's joy unspeakable. It's a
kodwa ebandleni luluju edwaleni intokozo engakhulumeki yisiqiniseko esibusiweyo isigxiliso somphefumulo lithemba lethu futhi lokuhlala lidwala laphakade oyinto yonke enhle ngoba izulu lomhlaba kuza kudlula kodwa ilizwi likaNkulunkulu aliyikudlula kodwa indoda engaphandle kweKhenani ayazi lutho ngakho ulokhu esazula ngingatsho ukuthi akayisiyo ndoda elungileyo angitsho lokho.
I don't say the man even in Egypt's not a good man. But until he has
angitsho ukuthi le ndoda eseGibhithe ayisiyo muntu olungileyo. Kodwa ukuze kuthi abuye kuleli lifa. Futhi leli lifa lokho isithembiso esaphiwa ebandleni akusilo ilizwe lemvelo. Kodwa ilizwe likamoya. Ngoba singabaprisita lobukhosi isizwe esingcwele. Kona ke kulobu Kristita bobukhosi isizwe esingcwele abantu abangajwayelekanga ababiziweyo abakhethiweyo abakhethwayo ababekwe eceleni khona ke umhlaba wonke ufile ngaphandle
and we are led by the spirit
futhi sikhokhelwa ngumoya amadodana lamadodakazi kaNkulunkulu akhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu hatshi ngomuntu kodwa ngomoya konke othandweni into yonke iyabuthaniswa manje lokho kuzanyiwe ukufundiswa ezikhathini eziningi futhi kungela kuthandabuza lokho osiyazi bezinkulu bangena kukho ngokujulileyo kulalokho engingakwenza. Kodwa into engifuna ukuzama ukuyiletha kini yileyi ukuthi indoda ekuKristu elomoya ongcwele iyabekezelela umuntu nxa ephambukile isineke ukuthamba ukubekezela uyahlabusa uthobekile uthembekile ugcwaliswe ngumoya akaphikisi uhlala engovumelayo ngumuntu owahlukileyo hatshi indoda nje leyo sake saba lakho nxa samemeza saba lakho thina ama-Methodist lapho simemeza sasiselizweni kuhle lokho kuqondile lokho ngiyakukholwa lokho lami khona-ke ama-Pentecost beza bekhuluma ngendimi babe lakho wonke umuntu owakhuluma ngendimi wayelakho ngiyakukholwa lokho lami kodwa kunjalo siyafumana ukuthi abanenge babengakabi lakho uyabona bona manje ba sesibuya manje emfihlakelweni enkulu ebifihliwe selokho kwasekelwa umhlaba futhi kathesi isembulwa ensukwini zokucina kumadodana kaNkulunkulu liyakholwa lokho ukuba liqiniso ukuthi amadodana kaNkulunkulu ayabonakaliswa singakayindawo ngasivuleni kwabaseRoma isahluko 8 okomzuzu nje ake ngilibalele olunye ulutho bona uba lokhu kubuya kulokhu engikhuluma ngakho lapha manje siza kuthatha abaseRoma 8 indima 19 ye sahluko 8 kwabaseRoma ngoba ukulangatha okukhulu indalo kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu
with earnest expectations the whole creation is
lokulangatha okukhulu indalo yonke ilindele ukubonakaliswa bona ukubonakaliswa kuyini ukubonakaliswa ukwenza kwazakale umhlaba wonke abeSmohammed laphaya bakukhangelele yonke indawo ndawo zonke bakukhangelele bangaphi laba bantu sike saba lomoya olamandla ovukuzayo sike saba lomdumo lombane sike saba lamafutha legazi sibe lenhlobo yezinto zonke kodwa sehlulekile ukuzwa lelo lizwi elincane elithuleyo elakhanga umprofeti owazithandela ngengubo futhi waphuma phandle wathi nangu mina ngilapha Nkosi bona manje izidalwa zonke ziyabubula futhi zilindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu manje uPaul uzaqala ngokubeka ibandla lapho kanye elimele libe khona manje ukuthola isisekelo nje asibaleni njalo uPaul umpostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele labo ngabangcwelisiweyo abase Efeso futhi abathembekileyo kuKristu Jesu manje ukuze iclass ingakukhohlwa singena njani kuKristu siyajoyina ibandla ukuze singene kuKristu siyenza isivumo ukuthi singene kuKristu siyaxwiliswa emanzini ukuze singene kuKristu singena njani kuKristu
1 Corinthians 12 chapter for by one
abase Korinte bokuqala isahluko 12 ngomoya munye hlamvu khulu MOYA okungumoya ongcwele sonke sibhaphathizelwa elizweni lesithembiso kuleli lizwe lesithembiso yonke into ngeyethu elizweni lesithembiso uyakubona mfowethu Collins bona yonke into elizweni lesithembiso lapho uIsrayeli ecapha phesheya kwaliJordan bengena elizweni lesithembiso balwisa into yonke manje khumbulani kuleli lizwe lesithembiso akutsho ukuthi uvikelekile emkhuhlaneni akutsho ukuthi uvikelekile enhluphekweni kodwa kuyatsho lokho makuthi lokho kujule kutsho lokho ukuthi kungokwakho sukuma nje njalo ukuthathe bona lapho futhi khumbula indlela kuphela uIsrayeli alahlekelwa ngayo ngumuntu kulapho isono size singene esihonqweni iyokuphela indlela esingalahlekelwa ngayo yikunqoba isono ukuba singene esihonqweni enye into ephambanisekile kweyinye indawo lapho u-Akhane aze atshontshe isigaqa leso lesambatho seBhabhiloni isono sasisesihonqweni futhi lempi ayihambanga kuhle
You give me this spotless church tonight. This group of people.
Ungiphe leli bandla lobusuku. Leli qembu labantu liphelele, liphelele esithembisweni sikaNkulunkulu. Kanye lomoya ongcwele. Ngihamba emoyeni, ngiyagolomba. Loba sifo bani, kumbe ukuhlupheka kuphi, kumbe loba yini ekho. Wonke uJohn Lewis okhona elizweni. lakho konke ukungakholwa kwakhe, futhi labo bonke abangakholwayo abakhona ukuletha loba yiwuphi umkhuhlane kumbe ukuhlupheka emnyango lowo, futhi bazaphuma lapha bephilile okupheleleyo. Yebo numzana, uNkulunkulu wapha isithembiso kuphela. Isono sokungakholwa singakuvimba. Manje siza kungena phansi kulokho isono lesi esincinyane esiyikho ngemva kwesikhatshana. Manje labo abakuKristu Jesu, ngakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu futhi iNkosi uJesu Kristu. Makabusiswe uNkulunkulu loYise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisileyo ngezibusiso zonke zikamoya endaweni zasemazulwini kuKristu. KuKristu,
when we are in Christ, we have spiritual blessings. Outside of Christ, we have sensation.
Lapho sikuKristu silesibusiso sokomoya. Ngaphandle kukaKristu silemizwa. KuKristu silesibusiso esihle. Hatshi inkolo yokufanisela, hatshi ukukhohlisa, hatshi okokufanisela, kodwa kuphela nje uzama ukuthi uselizwe lesithembiso, futhi ungekho izono zakho ziza kufumana. Futhi into yokuqala uyazi, uzazifumana ukukhohlisa, futhi konke njengalokho esikubiza emhlabeni uchaphazekile. Uzafumana ukuthi awulakho lokho okukhuluma ngakho.
But when you're in Christ Jesus, he's promised you heavenly peace, heavenly blessings, heavenly spirit.
Kodwa lapho ukuKristu uJesu ukuthembisile ukuthula kwasezulwini, izibusiso zasezulwini, umoya wasezulwini, yonke into ngeyakho, uselizweni lesithembiso, futhi zonke izinto ngezakho. Amen. Kuhle kunganani. Oh, asifundeni.
According as he has chosen us now.
Njenga lokhu wasikhetha thina. Manje nanku lapha ibandla elikhubeka khona kakubi. Njenga lokhu wasikhetha thina kuye. Kubani? Kristu.
We find out now back in Genesis.
Siyafumana manje emuva ku Genesis la kusambulo. Sambulo 17:8 ukuthi wasikhetha kuKristu phambi kokusekelwa komhlaba. Manje ilizwi mangibale olandelayo ekusekelweni komhlaba ukuthi sibe ngcwele futhi singelansolo phambi kwakhe esimisele ngaphambili. Manje ngifuna ukuba ebaleni lelo ukumiselwa ngaphambili. Manje ukumisela ngaphambili akutsho ukuthi ngizakhetha umfowethu neville, futhi angisoze ngikhethe umfowethu bhila. Lokhu ayisikho. Yikwazi ngaphambili kukaNkulunkulu lokhu okwakusazi ukuthi nguphi ozabe eqondile, futhi lokuthi nguphi ozabe engaqondanga.
So by foreknowledge, God knowing what he was going to do,
ngakho ngokwazi ngaphambili uNkulunkulu esazi lokhu ayeza kwenza, wamisela ngaphambili ngokwazi ngaphambili kwakhe ukwenza izinto zonke ukuthi zisebenzele ubuhle kulabo abathanda uNkulunkulu, ukuthi yena athi esikhathini leso esizayo abize zonke izinto ndawonye koyedwa onguKristu Jesu. Make ngilidwebele umfanekiso omncane lapho. Kuhle. Siyabuyela emuva. Ngiyakholwa ngikhulume ngakho kancane ngobunye ubusuku. Kumbe ngakuthinta kuGenesis isahluko 1:126 lapho uNkulunkulu ebiza ibizo lakhe uNkosi uNkulunkulu kusebaleni lika El Ela Elohim. Lokho okutsho lo oziphilela yedwa. Kwakungela olunye ulutho olwalukhona kodwa yena. Kwakungela moya, kwakungela kukhanya, kwakungela nkanyezi, kwakungela mhlaba, kwakungela olunye ulutho, kwakunguNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa. El Ela Elohim. Manje wenza lokho. Phakathi kwalokho kwakulezi fanekiso ezazi sitsho ukuthi waye phakathi kwalo omkhulu uEl Ela Elohim. kwakulesifanekiso kumbe iyazi ukuthi isifanekiso kuyini kumbe mangikukhulume ngendlela le kwakuyimvelo ukwenzela ukuthi umfo omncinyane akubambe futhi ngingomunye wabafo abancinyane abamele bakuthole ngaleyo ndlela.
Inside of him was the nature to be a father.
Phakathi kwakhe kwakulemvelo yokuba ngubaba. Kodwa uyaziphilela yedwa. Akula lutho kuye ukuthi abe ngubaba ngalo.
And now down inside of that was something else that he was.
Futhi manje phansi phakathi kwalokho kwakungolunye ulutho ukuthi wayenguNkulunkulu futhi uNkulunkulu yinto ekhonzwayo. Kodwa wayengoziphilela yedwa. Elohim. Ngakho kwakungela lutho olokukhonza.
Inside of that he was a savior.
Phakathi kwalokho wayengumsindisi futhi kwakungelanto elahlekileyo yokusindiswa bona. Phakathi kwalokho wayengumsilisi bona. Kodwa kwakungelanto egulayo eyayifuna ukusiliswa. Kwakungelalutho olugulayo. Manje uyawuthola umfanekiso. Ngakho izifanekiso zakhe, imvelo yakhe yaveza lokho okukhona lamuhla. Abanye abantu bathi awu kungani uNkulunkulu angazange akumise ekuqaleni? Inyamazana elenhliziyo embi elolunya watsho uJoe Louis lo owaqala uJoe kumbe uJack Coe bona.
Some people say, well, why didn't God just stop it in the beginning? He's a cruel-hearted brute, said Joe Louis, the one that condemned Jack Coe.
Wathi uyinyamazana elenhliziyo embi elolunya nje akulanto enje ngonkulunkulu. Nxa kwakulento enjalo wayeza kuba ongawambiza nje ngenhlobo yonke yamabizo bona. Kodwa ikuthi nje engabe enolwazi olunenge phezulu lapho kodwa akala lutho phansi lapho. Manje lokho yikho lapho okukhona bona. Leli ilizwi liyakukhuluma lapha futhi ukufihlile futhi lezimfihlo bezifihliwe. Manje khumbula iBhayibheli lathi selokho kwasekelwa umhlaba kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu ukuwatshengisa ebandleni. Oh mina bo liyakuthola. Manje ngiyama endabeni yami kancane nje kumbe ngizaletha ngizakuya emcabangweni wami olandelayo ukubamba lokho. Manje khumbula kudlula izikhathi zonke zikaMose ngemuva ezikhathini zabaprofeti ngemuva ezikhathini zonke balindile kwaze kwaba insuku lezi zokucina ukuze izinto lezi zitshengiswe ngokuya kombhalo kunjalo ukuthi khona kwambulwe emadodaneni kaNkulunkulu. Kungani? Kusukela kwabalahlekileyo kuze kuthi njengepiramidi njengoba ngatsho sisakha sisondela 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 njengoba ngihlezi ngisenza lesi sitsho futhi ngathi uNkulunkulu wenza amaBhayibheli amathathu elokuqala walibeka esibhakabhakeni ukuhlelwa kwenkanyezi kweliphezulu. Lake labona ukuhlelwa kwenkanyezi kweliphezulu. Yiwuphi umfanekiso wokuqala wokuhlelwa kwenkanyezi kweliphezulu? Intombi. Yiwuphi umfanekiso wokucina wokuhlelwa kwenkanyezi kweliphezulu? Liyo isilwane. Weza okokuqala entombini, uza okwesibili njengesilwane sesizwe sakoJuda bona. Wenza elilandelayo kupiramidi emuva ezinsukwini zikaEnoko lapho besenza ipiramidi futhi babe walinganisa angikuzwisisi kodwa ezimpini lapho abakhotha makhulu futhi baguqe ngamadolo abo okwesikhathi eside futhi balinganise ubude bezimpi. Liyakwazi lapho asebe linganise bafika khona kathesi baze bedlule ikamelo lenkosi. Futhi lapho le pyramid isiya phezulu sasingeke siyakhe ngalokho konke esilakho lamuhla. Sasingeke siyakhe iyakhiwe isiya phezulu njengalokho kwaze kwafika emcijweni. Futhi lelitshe ilitshe eliyisihloko alizange litholakale. Abafakanga isihloko phezulu kwepyramid. Angikwazi ukuthi liyakwazi kumbe hatshi. Ipyramid enkulu yeJupiter ayizanga ibe lelitshe lesiqongo kithi. Ngani? Ilitshe eliyisihloko lalahlwa. UKristu ilitshe eliyinhloko bona lalahlwa. Kodwa lapho sikhula sisuka esikhathini sikaLutha, isikhathi seBaptist, isikhathi seMethodist, isikhathi sePentecost, sesiphezulu elitsheni elimbozayo manje. Bona, silindele njalo silangazelela lelo litshe elimbozayo ukuthi lihlale phansi isakhiwo sesiphelele. Alibalanga yini embhalweni ilitshe lalahlwa? Yebo, siyananzelela ukuthi lokho kwakukhuluma ngetempeli likaSolomon.
Kodwa ilitshe elalahlwayo selibe yinhloko yegumbi. Futhi ngitsho lokho kuphela ukwenza umfanekiso kini.
Manje futhi eBhayibhelini siphila osukwini lokugcina, isiqongo sepiramide, inhlanzi eziphambeneyo zesikhathi semvukuzane ngokuhlelwa kwenkanyezi kweliphezulu esikhathini sokubuya kukaliyo isilwane elitsheni lokumboza, futhi lasensukwini zokubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu eBhayibhelini. Bona lapho esikhona sisesikhathini sokugcina. Bangaka bakade bebala iphepha kuliviki lokho uKrushchev futhi labo ukuthi batheni? Oh, sebelungele ngakho. Lathi sinjalo, amen, silungele kuhle. Bona, oh, kulithuba bani, kulusuku bani uba amaKristu engananzelela usuku esiphila kulo? Mina bo, ucabangani umlobi webhuku leli owakubonayo futhi wabona lapho okwakuza bonakaliswa khona ensukwini zokugcina elindele futhi ebubulela lawa madodana kaNkulunkulu ukuthi avuke ensukwini zokugcina ngamandla kamoya ongcwele ekupheleni kwesikhathi ukwambula izinto ezifihlakeleyo kusukela ekusekelweni komhlaba lokuletha. Manje asibiyeleni ekusekelweni komhlaba njalo ukuthi sithole isambulo ukubona ukuthi siqondile kumbe hatshi. Ngithemba angizenzi ongelanhlonipho ngokubiza uNkulunkulu ngokuthi Papa, kodwa ngifuna ukukutsho ngaleyo ndlela ukuze likuzwisise. Papa, uPapa wayefuna abantwana, ngakho kuyina kwenzayo. Wathi makube khona izingilosi futhi zeza zamzungeza. Oh, kuhle lokho, zamkhonza khona-ke waba nguNkulunkulu izifanekiso. Khumbula, wayengu Elohim oziphilela eyedwa kungela lutho kodwa yena. Into yokuqala eyabuyayo kwakuzingilosi, khona-ke izingilosi zazingenelisi ukwenza okunye ngaphandle kokukhonza. Zazingeke zilahleke, ngakho zazingeke zigule, zaziyizidalwa ezingafiyo, ngakho wayengeke atshengise amandla akhe okusilisa, wayengeke atshengise insindiso yakhe. Ngakho-ke ngaphambilini manje aku khona-ke emva kwalokho wathi siza kwenza ulutho olubambekayo. Ngakho wenza umhlaba, futhi lapho esenza umhlaba wenza zonke izidalwa zomhlaba, futhi-ke wasesenza umuntu. Yonke into eyaphuma emhlabeni kuqala ngoshobishobi kumbe inhlanzi elitepetepe kuphela nje isimo senyama endenda emanzini. Kwaqalela lapho kusukela kulokho kusiba lixoxo okuluhlobo oluphansi lwempilo esingaluthola, bayatsho lixoxo uhlobo oluphezulu kakhulu ngumuntu. Kusukela exoxweni kwaqala ukuba ngumpankwa, kusukela empankweni kwaya lokuya lokuya, futhi sonke isikhathi umoya ongcwele eqala ukuthi ukuphefumula impilo yabuya njalo impilo enkulu. Futhi into yokuqala, enye into yeza emfanekisweni kaNkulunkulu, lokwakungumuntu. Akulanto eyake yabakhona engakazi ibe khona, engasuze idalwe futhi loba yini ephezu komuntu, ngoba umuntu usemfanekisweni kaNkulunkulu. Bona, khona-ke umuntu lapho esenza umuntu wakhe wokuqala, manje lapho esenza izidalo eziyingelosi wenza umuntu, wabadala yena. Bona, owesilisa lowesifazane bonke esiqinisinye wayeyikho kokubili umfazi lendoda, owesifazana lowesilisa. Lapho esenza u-Adam futhi wambeka enyameni, khumbula kuGenesis 1 wenza indoda lomfazi, futhi kuGenesis 2 kwakungakabi lomuntu wokulima umhlabathi, umuntu wenyama. Kungela muntu owayengabamba
ulutho alime umhlabathi. Kodwa kunjalo kwakulomuntu emfanekisweni wakhe, futhi uNkulunkulu ungu kunjalo. Bona, wenza umuntu wokuqala owesilisa lowesifazana wabadala. Manje lapho esenza umuntu wokuqala, manje khumbula konke ndawonye wayelakho engqondweni yakhe. Futhi ngesonto ebusuku ngadlula kulokho. Ilizwi ngumcabango obanakalisiweyo. UNkulunkulu wacabanga ukuthi angaba nguNkulunkulu kanjani, ukuthi angakhonzwa kanjani, angaba ngumsilisi kanjani, angaba ngumsindisi kanjani. Futhi khonapho ekhuluma ilizwi kwase kuphelile nini lanini. Oh, nga amadodana lawa kaNkulunkulu engabamba kuphela ilizwi lelo njengalokhu. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ilizwi sokuphelile ngempela. Angabe eke walinda uhlelo lokwenzeka kwezinto embalini lisho njalo, kumbe umgebhi emhlabathini wezinto zasendulo labo bonke batsho ukuthi mhlawumbe umhlaba wawulezigidi lezigidi lesigidi, angikwazi, kwakungabe kungama-trillion lama-trillion eminyaka, angikwazi ukuthi kwakuyisikhathi esinganani. UNkulunkulu kaphili esikhathini, akala mzuzu owodwa wesikhathi esedluleyo kulalokho akwenzayo lapho ekukhuluma. Ulokho enguNkulunkulu akula sikhathi kuye. Angizange ngibe kwazi lokho ngaleyo ndlela kwaze kwaba ngobunye ubusuku ngenye ikuseni ngizama ukutsho kuphakade. Akula izolo, akula ikusasa, konke kukathesi. Wake wananzelela ibala ngingu, hatshi ngangi kumbe ngizakuba. Kula phakade ngingu, bona ngingu izikhathi zonke. Manje kodwa wayefuna ukubeka izinto esikhathini, wayemele enze olunye olutho lukhonze. Ngakho izifanekiso zakhe zaletha lokho. Khona-ke wasisenza umuntu. Khona-ke emuntwini lo wayekhangeleka elesi zulu. Ngakho manje ekutshengisa manje ingqondo yakhe enkulu lokhu ayelakho emfanekisweni kaKristu lebandla. Akathathanga isigaqa sodaka esitshiyeneyo futhi wenza umfazi, kodwa wathatha ohlangothini luka-Adamu ubambo, njalo wathatha emoyeni ka-Adamu okwesifazana futhi wasekufaka kulolu bambo. Nxa ubona indoda eyenza njengomfazi kulenye into ephambanisekileyo, futhi xa ubona umfazi ofuna ukwenza njengendoda kulenye into ephambanisekileyo, bona kulenye into ephambanisekileyo. Bayimimoya emibili etshiyeneyo yonke, kodwa bonke benza isiqu sinye, laba ababili bamunye. Ngakho wenza owesifazane lendoda, futhi babengasoze baluphale, babengasoze bafe, babengasoze baluphale ngitsho. Badla, banatha, balala njengalokhu esikwenzayo nje, kodwa babengakwazi ukuthi isono sasiyini. Manje ngizakweqa lapha okwesinye isifundo ngesinye isikhathi ngenzalo yenyoka, leso abangicelayo ukuthi ngikuphendukise lokho. Kodwa mangibone omunye umuntu ebuya angitshengise enye into eyahlukileyo, yikho lokho engifuna ukuba kwazi bona. Manje kodwa-ke emva kwalokho konke khona-ke lapho isono sesingenile phakathi, kuyini okuthatha indawo khonale laphaya ngaphezulu phezulu isigidi izigidi ezilikhulu zamamayila kule ndawo enkulu kangako, futhi lolo luthando lwe-agapho olupheleleyo. Sonke isikhathi uthatha inyathelo ngalindlela iyanciphisa i-inch, futhi liyakwazi ukuthi kuza kuba sekuncane okunganani ngesikhathi kufika emhlabeni. Lithunzi lethunzi lamathunzi. Yikho lokho olakho, yikho lokho engilakho. Ithunzi lethunzi lamathunzi lothando lwe-agapho. Kulenye into kuwe, kulenye into emfazini wonke olapha osedlule chumi amabili, kulenye into endodeni yonke phakathi lapha esedlule amachumi amabili ongafisa ukuhlanga. Kule minyaka emihlanu kuphela, lokhu kusukela ichumi lanhlanu kusiya kumachumi amahlanu. Emva kwamachumi amabili uyaqalisa ukufa.
kodwa kusukela kuchumi lanhlanu usase ngumntwana okhulayo nje kuze kube lapho futhi ke uyakhula uze ube ngamachumi amabili futhi emva kwamachumi amabili uyathi sengiyindoda sibili uphongutsho lokho kodwa kawusuye uyafa futhi uyaphela kungenani lalokho okwenzayo uNkulunkulu wakwenza ukuba ufike kuleyo minyaka kodwa ke usuza kufa kathesi kuyini okwenzakalayo kathesi uyaqalisa ukufa kodwa phakathi lapha kulenye into kuwe ethi ngifuna ukuba lichumi lasificamunwembili njalo kathesi ngifuna ukukubuza enye into aluba wazalwa iminyaka engamakhulu amahlanu edluleyo futhi wahlala kule minyaka elichumi lasificamunwembili ubudala kuze kube lamuhla nxa wawungasoze ube yinto yasendulo le micabango yakho yeminyaka engamakhulu amahlanu edluleyo bengakabuyi lapha obaba abayizihambi futhi ulininakazi elincinyane ulalolo hlobo lwemicabango ngani wawuza kuba ngcono ukuqhubekela phambili futhi waba mdala futhi waphila iminyaka engamakhulu amahlanu ubona kulenye into engalunganga wena uthi awu khona kathesi ngizwa kahle sibili mfowethu Branham ngile minyaka elichumi lasificamunwembili ngile chumi lesithupha ngizwa kahle sithandwa wothi ngikutshele enye into ukwazi njani ukuthi umama wakho uyaphila ngalumzuzu nxa engekho kuleli bandla ukwazi kanjani ukuthi ijaha lakho alizange libulawe okwemzuzu nje emilutshwane edluleyo kumbe inkazana yakho ukwazi kanjani ukuthi ekuseni awusoze ube yisidumbu endlini yakho ukwazi kanjani uzaphuma phandle kwebandla lobu busuku uphila ikungaqiniseki akulalutho oluqinisekileyo nxa ulechumi lanhlanu ichumi lambili ichumi lasificamunwe munye amachumi ayisikhombisa lanhlanu kumbe amachumi ayisificamunwe munye kule yonke into ayiqinisekanga awukwazi lapho omekhulu kodwa kunjalo uyafisa ukubuyela kuchumi lanhlanu ichumi lasificamunwembili kuyini okukwenza wenze lokho manje nxa ungabuyela kuchumi lasificamunwembili futhi uhlale ulapho futhi ungaguli futhi uzamele ube labanye abantu kanye lawo ngoba uzakhula ukwedlule khona bona abantu bangahamba phambili kwezinye izikhathi futhi uzakuba yinto endala uzakuba ngodlulisileyo kulalokho owawuzakuba yikho aluba waguga kanye lapho kodwa kulenye into ekubizelayo ukuthi ube lapho leyo agapho encinyane lelo thunzi elincane elikwenza wena enye into ngaphezulu lapha manje ngobunye ubusuku kumbe ngeyinye ikuseni ngehola lesikhombisa nta lapho umoya oyingcwele ngokulunga kwakhe lo musa wakhe wangisusa kulumzimba ngiyakholwa yebo kumbe hatshi angitsho futhi ngangena phakathi kwelizwe lelo futhi ngabona labo bantu futhi bonke babebatsha futhi ngabona abantu abahle sibili kulabo bonke enge ngababona empilweni yami futhi wathi kimi abanye babo babelamachumi ayisificamunwemunye ubudala ngabaphendukayo bakho akumangalisi memeza mfowethu mfowethu manje lo ngumzimba kamoya ukuthi lapho sisifa asibi insumansumane siba ngumzimba nxa singaba wonke umuntu afe nxa ibhomba le-atomu lisidubula kulumzuzu kumizuzu emihlanu kusukela kathesi sizabe siqawulana izandla futhi sisingathana futhi simemeza futhi siqhubeka kanjalo futhi sidumisa uNkulunkulu yebo nomzana futhi mfowethu lo Dade Spencer abahlezi lapha ngithemba izithandwa ezimbili eziluphele ukwedlula bonke phakathi lapha baza kuba lichumi lasificamunwembili amachumi amabili ubudala umfowethu Neville uza kuba njengumfana omncane futhi lami ngiza kuba ngumfana omncane futhi sonke nje siza kuba yilo kanye lelo qiniso nxa leli thebhanekeli lasemhlabeni lokuhlala kilo lidilika silelinye elivele lilindele nxa umntwana omncane ephuma kumama wakhe njengokuzalwa kwemvelo umzimba wakhe omncane uyajila nezinyawo ziyeqa lokunjalo ngixolele ukukhuluma kwami lina besifazana abatsha kodwa lapho kusenza njalo kule misipha yempilo edlukuzayo
Kodwa lapho kusiza emhlabeni into yokuqala kuyabamba umoya wakho futhi kulomzimba kamoya wendelo ukubuya kulowo mntwana khona lapha. Kuchiye kunjalo kuzathatha ikhanda lakho elincinyane futhi ngqihile ibele likamama wakho futhi kuqale ukumunya. Nxa kungazange kwenze lokho ucako alungeke lwehle phansi. Lake lananzelela ithole lapho lizalo khonapho lithola amandla eneleyo ukuba sezinyaweni zalo. Ubani olitshelayo liyabhoda khona ngakumama walo liqale ukungqikila futhi liqale ukumunya. Oh yebo, ngoba nxa umzimba lo womhlaba ulethwa lapho kulomzimba womoya olungiselele khona futhi masinyane njengalokho. Oh haleluya, futhi nxa leli thebhanekeli lalumhlaba lalapha esihlala khona lidilizwa kulelinye elilindeleyo phesheya nje masinya, lapho siphuma phandle kwaleli singena kule liyana. Lo ongafuni ukunatha amanzi aqandayo awulasidingo sokunatha amanzi. Lo ongadliyo awusiwo wothuli lomhlabathi. Kodwa nje baqotho futhi bayezwa futhi baxawule izandla futhi bathande nje futhi yonke into iphelele futhi lo mzimba umelele ngaphesheya kuyingxenye yakho kule mithathi yayo. Uyaqala impilo yakho elaphakade khona lapha elathini. Nanku lapho oqalela khona ilaphakade. Uyaqala impilo elaphakade khona lapho. Khona ke ubusuzalwa kakutsha indodana kaNkulunkulu. Futhi ke lapho usifa uyaqala lapho ukufa kwakho kukutshaya kulumzimba futhi inhliziyo iyekela ukutshaya futhi amavili okufayo ayaqala ukuma. Lelo thunzi elincinyane elaliyithunzi lethunzi ngesikhatshana kuba lithunzi lethunzi. Khona ke okulandelayo kuba lithunzi. Khona ke okulandelayo kuba yikuthonta kwamanzi kancinyane. Khona ke okulandelayo kuba isifudlana. Khona ke okulandelayo kuba ngumfula futhi okulandelayo kuba lulwandle. Futhi emva kwesikhatshana usumile phambi kwabathandekayo bakho bemile ngaphesheya begqoke izembatho zomzimba kamoya ukuthi liyazana lithandana munye lamunye. Usuphenduke waba yindoda entsha lowesifazane omutsha njalo khona kanye sibili. Uyalindela lapho kuze kube yikubuya kwenkosi uJesu. Futhi ngolunye usuku lowo mzimba okhazimulisiweyo wakhe, manje khumbula lowo ngumzimba kamoya hatshi okhazimulisiweyo umzimba kamoya. Futhi ngolunye usuku lowo mzimba kamoya uzasuka ezulwini kanye loJesu. Ngoba ngithi lokhu kini kwabaseThesalonika besibili isahluko 5 kumbe kwabaseThesalonika bokuqala isahluko 5 okukodwa kumbe okunye ngithi kini ngangithandi ukuthi lingabi lakwazi bazalwane mayelana ngalabo abaleleyo ukuze lingadabuki njengabanye abangela themba. Ngoba nxa sikholwa uKristu wafa futhi wavuka njalo ngosuku lwesithathu, ngokunjalo labo abalala kuKristu uNkulunkulu uza kubaletha kanye laye. Ngoba sithi lokho kini ngemilayo yenkosi ukuthi thina esiphilayo futhi esiseleyo ekubuyeni kwenkosi asiyikubandulela kumbe ukube nqabela ibala elingcono ukube nqabela labo abaleleyo, ngokuba uphondo lukaNkulunkulu luzakhala futhi nabafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala. Imizimba le kamoya iyehla phansi futhi igqoke owomhlaba imizimba ekhazimusiweyo futhi thina esiphilayo lesiseleyo sizaguqulwa ngesikhatshana ngokucwayiza kwelihlo futhi sizakuhluthunywa ndawonye labo ukuhlangana lenkosi emoyeni. Angisoze nginathe okwesithelo sevini kumbe ukudla futhi ngize ngikudle kutsha kanye lani embusweni kababa wami idili lomtshato. Ngoba okweminyaka emithathu lengxenye umphi kuKristu uyaqeda ukubusa kwakhe umhlaba wonke uyabhidlizwa. AbaJuda bayabizwa, uJosefa uyazitshengisa kwabezizwe kumbe kubaJuda. Khumbula lapho uJosefa ezazisa kubafo wakhe kwakungela owezizwe loyedwa owayekhona lapho ethuma
liyayazi indaba uJosefa umfanekiso opheleleyo kaKristu ngayo yonke indlela. Futhi lapho uJosefa ethumela kubafo wakhe, futhi behla phansi, futhi wakhangela, futhi wabona uBenjamini omncane, futhi wababona lapho, futhi kewa bathi, ngani lumfu sasingafanele ukuba sambulala umfo wethu uJosefa. AbaJuda bebona ukuthi babenze iphutha. Manje lapho uKristu lapho ezazisa kubo, futhi uJosefa wayecwele kangako, wayesekhala phose, ngakho wasusa umkakhe labantu abakhe labalindi bonke lezinye izinto, futhi wabathumela endlini yobukhosi. Yikho sibili. Futhi ke phambi kwabaJuda bodwa wathi, ngingujosefa umfowenu, ngingumfowenu. Futhi ke bawa futhi baqala ukuthuthumela bathi, kathesi siyazi siza kuthola ngenxa yokuthi sabulala umfowethu. Sathi sabulala umfowethu, futhi kathesi uyinkosi leyi enkulu. Wathi, uNkulunkulu wakwenzela injongo ukusindisa impilo. Leso yiso kanye isizathu uNkulunkulu wakwenza ukusindisa thina abezizwe. Kodwa abezizwe babesendlini yobukhosi, haleluya, eyalwe ngabafo wakhe uJosefa. Wathatha umlobokazi, futhi umlobokazi wayengowezizwe, hathi umJuda. Kulungile kathesi, ususiya ngaphi kathesi? Emva kokugqoka umzimba lo wenkazimulo, futhi lesikhathi esikhulu esizayo, lapho lumzimba okhazimusiweyo, lumzimba kamoya usuyenzwe umzimba okhazimusiweyo, liyathola engukuchoyo kathesi. Khona ke ngingahamba futhi ngithi, mfowethu Neville, mangilinika umzekeliso omncinyane ngithi, mfowethu Humes, asihambe phezulu kuphapha lamuhla ekuseni. UnguNkulunkulu siyamazi yena kathesi, ungumsindisi, ungumsilisi. Akukaze kube lento okuthiwa ikudalwa kwesono. Lokho akungenanga kuhle. Kwenzile na? Isono kayisiyo ndalo, hatshi numzalo. Isono yikuphambukisa kulomdali oyedwa kuphela, lo nguNkulunkulu. Isono yikulunga okuphambukisiweyo. Kuyini ukufeba? Ukulunga okuphambukisiweyo. Kuyini amanga? Iqiniso elichazwe ngokungayisikho. Sibili, kuyini ilizwi lesiqalekiso? Yizibusiso zikaNkulunkulu eziphendulwe zaba yilizwi lesiqalekiso kuNkulunkulu kulokuba yisibusiso. Isono kayisiyo ndalo, isono yikuphambukiswa. Ngakho uSathane wayengeke adale isono, waphambukisa kuphela lokhu uNkulunkulu ayekudalile. Kunjalo sibili, ukufa yikuphambukiswa kuphela kwempilo. Kathesi nanzelela lokho, nanzelela lokho. Khona ke ngizahamba futhi ngizakuthi, mfowethu Humes, masithi wena lami lo mfowethu Bhila labanye abazalwane sizenyukela kuNkulunkulu uPapa, futhi sithi masithatheni uhambo oluncinyane. Lina bafana lalithanda izintaba lapho li. Yebo, sasizithanda sibili. O, kulama mayila athile ayizigidi zawo phesheya kulowo mhlaba omutsha. Hamba phambili lizulazule phezu kwazo. Kufanele nge ilanga usuku ngosuku liqansa phezulu. Ngiza kulizwa lapho besakhuluma, ngiza kuzwa u-Isaiah 66 kunjalo. Futhi liyazi ngihamba phandle lapho, thina sonke siyahamba phandle lapho okweminyaka engaba phose amakhulu amahlanu nje, uhambo oluncinyane nje isigidi akwenzi ngitsho lo mehluko. Bona futhi kathesi lokho kuzwakala njengokuhlanya, kodwa kuliqiniso. Bona kuliqiniso ngoba akula sikhathi, yilapha kade. Futhi nxa ngiphuma phandle lapho, ngihamba ngisedlula phansi lapho, futhi liyazi lo engihlangana laye phandle lapho, ngithi awu, nxa kungela dade George Bruce. Ngani? Dade George sokube yisikhathi eside selokho ngakubonayo, ukhangeleka njengalokho ayehlezi eyikho. Bona, engaba neminyaka eyizigidi ezilichumi ubudala, kodwa nje emutsha njengalokho ayeyikho. Uyabe enwaya omunye umuntu umhlane, futhi ngikhangele lapho nguhlosi isilwane. Ngithi unjani lamuhla ekusenhlosi, njengomangoya. Oh, bengiphansi lapho ngikhuluma labanye odadewethu, kuzungezele amaluba amakhulu phansi lapho, besi phansi lapho phose okweminyaka engaba ngamakhulu amahlanu. Bona, sikhangela lapho manje, lokhu kuzwakala kuyubuhlanya kodwa kuliqiniso. Yikho kanye, yiyo indlela uNkulunkulu akumisa ngayo.
Aw busisa inhliziyo yakho Dade George. Akula okulimazayo okungabuya. Akula lutho ngitsho. Ngesikhathi santambama siza kuya phezulu kwesiqongo sentaba futhi sithi oh Papa Nkulunkulu ngake ngalahleka. Oh ngangike ngaba semadakeni esono Papa Nkulunkulu futhi wangisindisa. Ngani abantu abazama ukuthengisa lokho bahlanya awu lo muntu owabhala indima yokugcina ka othando lukaNkulunkulu yalotshwa emdulini wendawo yokugcinelwa khona abahlanyayo lo owazama ukutshengisa uthando lukaNkulunkulu ukuthi wakhotha manjani ukusindisa izoni lokuthi khona wakwenza njani uthando lwakhe olwehlela phansi ukusindisa wena lami khuluma ngokukhonza ingilosi azazi lutho ngakho ukukhonza ingilosi yazi kuphela iyama lapho futhi ihambise impiko zayo emuva laphambili nasemaceleni haleluya haleluya kodwa o isihawu lapho kusiza ekwazini ukuthi ngangilahlekile futhi kathesi sengitholakele ngangifile sengiphila njalo oh Nkulunkulu ngangiyisono ngangiludaka futhi ngangiphansi egodini okulahlelwa ingcekeza nanku okuhle lokhu impilo eyayingakupha khona wake wahamba phansi lapha egodini okulahlelwa ingcekeza eColgate kuyindawo enuka kakhulu ese ngake ngaba kiyo leyo ntuthu endala ingenza njengegule ukuyinuka ulele phansi lapho kuyo yonke leyo ntuthu endala ugula kakhulu esiswini sakho nje sikuchila emva kokuthatha amafutha ecaster bona ugula nje njengalokho ongaba yikho futhi lamagundwane egijima ekweqa ndawo yonke ezama ukudla phezu kwakho futhi yibo ubuhle bempilo futhi ke omunye umuntu afinyelele phansi futhi akuphakamise futhi usumdala sibili futhi ungasagwanisi ukuzisiza futhi akuphakamise nje akuphendule ube ngumfana oleminyaka elithumi lasifica munombili ubudala akubeke phezulu esiqongweni sentaba khona ukuhluma kwempilenhle mina bo ukuphephetha okuhle komoya omutsha njengalokho amanzi aqandayo amnandi okunatha ungafuna ukubuyela kulelo godi lokulahlela ingcekeza futhi ngitsho ukuya kulelo godi lokulahlela ingcekeza futhi manje yikho lokho okuthiwoyo mngane yikho lokho lo mbono kumbe ukuguqula loba yini umbono ngiza kuthi umbono ngoba ngisaba ukuthi lokho kungaphambanisa omunye umuntu ukuthi ukuguqulwa yikho lokho okwakuyikho manje nanko lapho uNkulunkulu lokho uNkulunkulu akwenzayo ukuletha amadodana lamadodakazi kuye manje ngobani abantu laba bake bakwenza njani kuyini abantu laba abakwenza ukuthi bafanele lokho bakwenza njani khona uNkulunkulu ekuqaleni ingilosi ingakenziwa bangaka bakwaziyo ukuthi akala mkhawulo nxa engenjalo akasuye uNkulunkulu ngakho uNkulunkulu esihawini sakhe esingakhawuliyo wabona ukuthi uLucifer uzakwenza lokhu uba wayengadala lokhu wayeza kubabeka ekubeni bakhululeke ukuba bazikhetheli leso sisekelo futhi ulokho ulapha kunjalo isihlahla sokuhle lokubi sibekwe phambi komunye lamunye wethu wenza ukhetho lwakho futhi uLucifer wayengowokuqala ukuthatha indlela engayisiyo futhi waseqala ukudonsela ngakuye elobuhwaba ezama ukuthathela konke kube ngokwakhe ezama ukukhulela omunye umuntu futhi yikho lapho okwaqalela khona manje lalela kulokho yikho lapho isono esaqalela khona uNkulunkulu engqondweni yakhe engakhawuliyo wabona lokho futhi wabona indlela kuphela manje lina bazalwane beziqo ezintathu angifuni ukulizwisa ubuhlungu kodwa kanjani ebizweni lelizwi elihle likaNkulunkulu lingabeka uJesu esiba ngumuntu owahlukileyo kuNkulunkulu ngokwakhe nxa uJesu wayengathatha omunye umuntu futhi amenze ahambe ayokufa ukuhlenga lomuntu lapha uza kuba ngumuntu ongalunganga kulendlela eyodwa kuphela uNkulunkulu ayengakwenza ngayo kuza kuba ikuthatha indawo ngokwakhe
futhi uNkulunkulu waba yinyama ukuthi anambithe ubuhlungu bokufa ukususa udonsi lokufa kithi ukuthi singahlengwa ngokwakhe uqobo. Yiso isizathu ezakukhonzwa kangako. UJesu wayengumuntu ngeqiniso, wayenguye. Wayengumuntu M-U-N-T-U ozelwe yintombi uMaria. Kodwa umoya owawukuye wawunguNkulunkulu ongelayo kulinganiswa. Kuye kwahlala ukugcwala komzimba ubuNkulunkulu. WayenguJehova Jaire, wayenguJehova Rafa, wayenguJehova Manase, wayenguJehova isihlangu sethu, isivikelo sethu, umsilisi wethu. WayenguAlpha Omega, isiqalo lesiphetho. Wayeyisiqalo isicilo, wayekhona lo okhona futhi ozakuza, impande lenhlumela likaDavida, inkanyezi yokusa. Ngani? Wayeyikho konke kukho konke. Kuye kwahlala ukugcwala komzimba wobuNkulunkulu. Futhi ukufa kwakuhlezi kuludonsi ukuthi kwakuluma abantu udevil uthi ngutholile ngoba wangilalela ngikulume ngiza kufaka ethuneni lelo gazi lemvu alingeke likususe ngitsho ligazi lenyamazana nje kodwa uNkulunkulu elazini lakhe wabakwazi ukuthi kuza kuba lewundlu elizayo elihlatshwe kusukela ekusekelweni komhlaba yebona umzana futhi ba walindela leso sikhathi ukugcwala kwesikhathi ukuthi kubuye kodwa ngolunye usuku lapho leli wundlu lisiza lumuntu uSathane laye wadlelezelwa wamkhangela wathi nxa wena uyindodana kaNkulunkulu yenza lokho nxa wena uyindodana kaNkulunkulu yenza isimanga futhi mangikubone usenza mangikubone usenza aha ngizabophela ilembu ebusweni bakho ngikutshaye wena nxa ungumprofeti sitshele ngubani okutshayileyo wena angikholwa ukuthi unguye umfo nxa unguye sitshele khona kanye ukuthi unguye bona konke njengalokho sitshele ukuthi unguye akavulanga mlomo wakhe khonapho wabhukuthekisa ukuze angaboni wakhangela kubafundi bakhe futhi wathi ngingakhuluma kubaba wami futhi angathumela amaligiyoni alithumi lambili engilosi nxa ngingafuna uPilato akazange akuzwe lokho liyazi nxa wena unguye nxa wena unguye lo akayisuye ngani umkhangele esopha hheyi abanye benu lina masotsha hambani khona ngale futhi limkhafulele emehlweni akhe bamkhafulela bameyisa bamdonsa indevu ezigcwala isandla ebusweni bakhe akasuye hathi lo akasuye ngizaxelisa udonsi lwami kuye mfana ngizamthola phezulu ngale ngikutholile wena kathesi lapho ekhala okokucina Eli Eli uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami lo kwakungumuntu kungani ungithile esivandeni seGetsimani ugcobo lwamthiya liyazi kwakumele afe njengesoni wafa eyisoni liyakwazi lokho hathi izono zakhe kodwa ezami lezakho yikho lapho uthando lolu olwangena khona ukuthi wathatha njani ezami haleluya ukuthi wathatha njani ezami futhi nango elapho wayengeke avule umlomo wakhe udonsi lwathi uyazi ngiyakholwa lo kwakungumntukazana nje wayengazalwanga yintombi ngoba ngixilise udonsi lwami kuye futhi nango esiza wajonisa udonsi lwakhe kuye kodwa leso kwakuyisikhathi esingayisiso mfana wakhutshwa udonsi lwakhe leso sikhathi angeke alume futhi kusukela lapho wathiya udonsi lwakhe phakathi lapho wavuka ngosuku lwesithathu futhi wathi nginguye owayefile futhi ngiyaphila njalo futhi ngiyaphila kuze kube nini ngilezi hluthulelo zokufa lesihogo yebo nomzana wehluleka ukubona ukuthi lo kwakungubani futhi ngoba ngiyaphila lizaphila lani akukabonakali ngolunye usuku ezintathu kumbe ezine izinsuku emva kwalokho emva esenyukele kubaba wayesephendukile njalo khona-ke abanye bathi yena ufanele abe yisipoko ufanele abe luhlobo lwento eyisipoko ngaye lo mfo futhi thina limbonile yena liwubonile umbono hatshi wayengujesu sibili uThomas wathi mangibone izandla zakhe layo yonke into ngizalitshela nxa kuyikho wathi ngilapha mina wathi lile nhlanzi lesinkwa laphaya ngilethele isamusi futhi bamlethela isamusi futhi wema lapho futhi walidla wathi manje umoya ungadla njengokuba ngisidla umoya ungabe ule nyama lamathambo njengengilawo bona wathi mina nginguye ngilokho. Futhi uPaulo wathi akukabonakali khona sibili uhlobo lomzimba esiza kuba lawo, kodwa siyazi siza kuba lomzimba onjengowakhe. Ini wake waba nalowo mzimba weTiyofani, yebo nomzana. Lapho esifa iBhayibheli lacho lokho, yena yisabizwana somuntu njalo yena waya esihogweni futhi wachumayela emphefumulweni esentolongweni. Haleluya. Ngabe wakwenza njani? Waye le mizwa yokubamba, waye le mizwa yendlebe, waye le mizwa yokukhuluma, wajumayela ngomzimba ofanayo engabona labo abakhazimusiweyo ngobunye ubusuku. Wachumayela emphefumulweni yayisesihogweni engazange iphendule ensukwini zokubekezela zikaNowa. Kodwa lapho evuka ngePasika kwakungela kwenzeka ukuthi lowo mzimba ubone ukubola, ngoba uDavida umprofeti wakubona ngaphambili, angisoze ngichiye umphefumulo wakhe esihogweni futhi angisoze ngivumele lo ongcwele wami ukubona ukubola. Njalo inyama yami iza kuphumula ethembeni, ngoba akayi kuchiya umphefumulo wami esihogweni futhi akasoze achiye lo ongcwele wami ukubona ukubola. Futhi emaholeni angamajumi ayisikhombisa lambili ukubola kungakangeni, leyo Tiyofani lowo mzimba owahamba wachunyayeza imiphefumulo eyayisentolongweni, leyo engazange iphenduke kubekezeleleni kwensuku zikaNowa, wavuka njalo futhi okufayo kwaqoka okungafiyo, futhi wama futhi wadla futhi wasitshela ukuthi wayengumuntu. Haleluya. Yiyo indlela esizambona ngayo mfowethu Ivanzi. Yiko lapho aza kuhlala esihlalweni sikaDavida. Haleluya. Yiko lapho esiza kuhamba sisenyuka sisehla, ngizathatha uhambo lawe ngaphesheya kwezintaba okweminyaka eyizigidi, bona insuku ezilutshwane nje, imizuzu emlutshwane nje, siza kuya phesheya laphaya sihlale khona laphaya. Futhi khona kusiza isikhathi sokudla. Liyazi into yokuqala, liyazi udade wuthi wathi ngathi dade wuthi awu ubukade ungapi sonke lesi isikhathi, angizange ngikubone okwe kukhangeleka kimi sengathi bekuyimzuzu elithumi lanhlanu. Oh, leyo yiminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo mfowethu Branham. Aha, uzwa kanjani? Oh yebo, awungeke uzwe olunye ulutho kodwa okuhle. Wothi wozani lapha bafana, ngizalitshengisa lonke enye into bazalwane. Bazalwane bami abathandekayo, nanku umthombo wamanzi lapha amahle kulawo wonke elake lawanatha, futhi sizathola amnandi aqandayo okunatha. Ngiza kufika phezulu lapho futhi ngithathe isixa esikhulu samagilebusi, futhi sonke sizahlala phansi lapho futhi siwadle. Akusoze mangalise lokho, yikho sibili okuyikho, yikho nje lokho. Sakuthola njani lokho? Sikwazi njani lokho? UNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wasimisela ngaphambili obani? Labo abaselizweni lesithembiso. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kudunyiswe inkazimulo yomusa wakhe, ukuthi singamdumisa njengoba watsho. Yikho lokhu ayeyikho uNkulunkulu sifuna ukumdumisa. Indumiso yenkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandekayo kuKristu siyemukelwa. Esilokuhlengwa ngaye ngegazi ukuthethelelwa kwe-ZONO. Kumele ngibuyele ekubekweni ubuntwana, kodwa ngifuna ukuma phezu kwezono lapha okomzuzu. Izono, likunanzelele lokho, liyakwazi uNkulunkulu kalahli isoni ngokona. Uyamlahla ngokuba isoni. Nxa isoni sibhema igwayi, akamlahli ngakho, uyisoni kungenani. Bona. Akala zona isoni kasila, uyisoni nje bona, akala ngitho izoni. Kodwa wena ulesoni lina elingamaKristu. Uyananzelela lapha ukhuluma ebandleni, ligcine liqondile. Bona ukuthethelelwa kwezono, ZONO, senza isono. Kodwa isoni siyisoni nje, uNkulunkulu akamthetheleli. Manje wena uthi awu waya phandle lapha futhi wadubula umuntu, uyini oza kwenza ngakho? Lokho akusimsebenzi wami, angisuye mguquli, ngingumthumayeli. Umlayo uza kunakakela lokho, bangabaguquli.
banga awu uthi wenze ubufebe. Lokho, 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 kusemlayweni ukubonana la. Lokho kuphakathi kwakhe lomlayo. Angisuye mguquli, angiguquli bani. Ngifuna ukubenza baphenduke. Ngingumchumayeli bona. Umsebenzi wami ikumusa kuNkulunkulu. Nxa wawona lo ngumsebenzi wakhe uyisoni uNkulunkulu uyamlahla ngesilinganiso esingaphezulu. Uyisoni kwasekuqaleni ulahliwe okokuqala. Akazange afike esisekelweni sokuqala. Akekho ndawo uyisoni okokuqala. Akalazoni uyisoni. Ubungeke uphume phandle futhi uthi lokho okungaka yibusuku futhi lokho okungaka akusibo busuku. Hatshi, bonke yibusuku. Ubusuku bonke nje yikho lokho uNkulunkulu akuchoyo. Kunjalo uyisoni nje yikho kuphela. Manje wakwenza lokho. Lokho okungaka yibusuku lobo. Yibusuku obukhanyayo sibili khona lapho. Ngiyakwazi kodwa nje konke yibusuku yikho kuphela bona. Ngingeke ngithi lokho okungaka yikukhanya khona lapho. Hathi konke nje yikukhanya bona, ukukhanya nje awungeke utsho ukuthi okunganani bona, kodwa nxa elicatha elimnyama kulokho khona ke kulobu mnyama phakathi kwakho. Ngakho izono izono silokuthethelelwa kwezono zethu ngelakhe ini igazi, igazi eliligugu ngokwenotho yokwakhe. Sikukhohlwa kanjani ngoba sifanele senze enye into ukuba izono zethu zithethelelwe okwani kwakhe umusa. Oh mina bo, akula lutho engalweni zami engilulethayo Nkosi, akula lutho engingalwenza, akula lutho engingalwenza. Khangela, wangimisela ngaphambili, wangibiza, wangikhetha. Angizange ngimkhethe, wangikhetha, wakukhetha, wasikhetha thina sonke. Azizange simkhethe. UJesu wathi, alizange lingikhethe, ngalikhetha. Wathi, akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Futhi konke ubaba angiphe khona kuzabuya kimi. Futhi akula lo yedwa wabo olahlekileyo ngaphandle kwendodana yokulahlwa ukugcwalisa umbhalo. Uyabona? Wathi, kodwa konke ubaba angiphe khona kuzakuza kimi. Oh, sengiphuza akunjalo na. Futhi angaphumi phakathi kwalokho, angaqali kulokho lakathesi. Mangiphangise, kumele ngingene kwenye into lapha nje khona masinya kathesi. Futhi siphangise, kumele ngiphenduke kulokho ukubekwa ubuntwana nje okomzuzu. Oh, lingangixolela nje oko nje okomzuzu. Asithatheni lokho lapha. Abanye babantu laba bavela yonke indlela eGeorgia lapha kuphela kwalobo busuku. Zibusiswe inhliziyo zabo. Manje mfo wethu waseGeorgia leTexas loba ngapi ovela khona, lalela kulindima yes 5, asihlaleni kiyo okwemzuzu emlutshwane.
Having predestinated us unto, what does the word unto mean?
Wasimisela ngaphambili ukuba, ukuba lichoni ibala elithi ukuba. Ibala elithi ukuba litsho ukuthi enye into esiya ngiyo ukuba. Ngiya emthonjeni, ngiya esitulweni. Humes, uyakuthola lokho, ngiya etafuleni. Manje yena wasimisela ngaphambili ekubekweni ubuntwana ngoJesu Kristu kuye ngokwakhe, njengalokhu kwaba kuhle ngentando yakhe uqobo. Intando enganani, kwakuyintando kabani, ukulunga kukabani, eyakhe yena, eyakhe yena intando enhle yentando yakhe yena. Manje kuyini ukubekwa ubuntwana? Manje mangithathe lokho kathesi, angikwazi kumbe angila sikhathi sokudla kulokho, kodwa ngiza kuthinta khona ke nxa kulombuzo lingangibuza mbayimbayi kwesinye isikhathi embikweni olunye ulutho.
Your adoption is not your birth.
Lalelani, ukubekwa kwakho ubuntwana akusikho ukuzalwa kwakho. Ukubekwa kwakho ubuntwana ikubekwa kwakho lapho uzalwa kakutsha, uJohane 1:17. Ngiyakholwa lapho sizalwa ngokukamoya kaNkulunkulu, singamadodana kaNkulunkulu, kodwa sasimiselwe ngaphambili. Manje nanku lokho engizama ukukuletha kini okwalawa amadodana ensuku zokucina. Liyabona ukubona, sasimiselwe ngaphambili ukuba ekubekweni ubuntwana.
manje nanku silapha manje lokho yikho okuzwisa ubuhlungu iPentecost kancane bathi ngazalwa kakutsha dumisa uNkulunkulu ngathola umoya ongcwele kuhle ungumntwana kaNkulunkulu kunjalo kodwa kunjalo ke akusikho lokho engikhuluma ngakho bona wamiselwa ngaphambili ekubekweni ubuntwana ukubekwa ubuntwana yikubeka indodana ngiseduze kakhulu lalokho ngoba uBheki wangitshela ukuthi ngiyasondela kakhulu duze lakho alikwanisi ukuzwa ngemuva mina ngibona umntwana bangaki abayaziyo imithetho yokubekwa ubuntwana kuTestament elidala yebo sibili selayikhanyela indodana yazalwa ngiyakholwa ngilakho kweyinye intshumayelo yini leyo Jean uyakhumbula kukuthepu bekuyini lokho ngakuthinta yebo ngikutholile limzweni yena ukubekwa ubuntwana kwabantwana manje kuTestament elidala lapho umntwana ezalwa emulini wayengumntwana lapho ezalwa ngoba wazalwa ngabazali bakhe wayeyindodana yemuli futhi lendlalifa yezinto zonke manje kodwa le indodana yakhuliswa ngabafundisayo abaseGalatiya isahluko 5:17 kusiya 25 indima kulungile wakhuliswa ngabafundisayo abakhulisayo abafundisi manje njengokuthi uba ngangilendodana izelo sithi ngingubaba futhi lesi yiso isizathu kuKing James bangaki abake bacabanga ukuthi lokho kwakubaleka okungazwisisekiyo King James Version lati ekhaya likababa wami kulezindlu eziningi izindlu eziningi bona sibili ezinsukwini lapho iBhayibheli lato likelwa inkosi uJames indlu kwakungumbuso embusweni kababa wami kulezindlu eziningi ngathi endlini izindlu kodwa wayebizwa ngokuthi ubaba walo umbuso babelakho ngokweBhayibheli eBhayibhelini yiyo indlela okuyiyo lapho ubaba wayelela ikhulu inkalakatha lepulazi elilama acre ayinkulungwane kumbe enye into wayelexuku labantu ababe phila khona lapha wayeqatshe izisebenzi eziphila khona lapha ukunakakela izimvu wayelezinye ngangapha ukunakakela inkomo wayelezinye lapha ezahamba endaweni yaphezulu lapha okwamamayila alikhulu kude futhi wayelezinye khona lapha zinakekele imbuzi futhi wayelezinye zinakekele imbongolo futhi lezinto ezehlukeneyo wayelombuso omkhulu nje futhi wagada ubabhemi wakhe omncinyane futhi wagibela ngalapho kulo lalo futhi abone ukuthi babe uba kanjani ukugunda izimvu layo yonke into enjengalokho waye engelasikhathi alingizwa lapho ngisuka lapho ngizazama ukuhlala ngemuva lapha liyangizwa kakuhle lonke kathes lapho khangela wagibela ehamba futhi wahamba kude ezama ukunakekela umbuso wakhe ngakho kathes ufuna leyo ndodana izakuba indlalifa yento yonke alayo uyindlalifa futhi lapho sizalwa embusweni kaNkulunkulu ngoJesu Kristu siyizindlalifa zasezulwini izindlalifa kanye noJesu ngoba wathatha indawo yethu kwaba yithi isono ukuze sibe nguye ukulunga bona kwaba yimi ukuze ngibe nguye bona indlalifa kanye laye kulungile manje khumbula lokho komunye lamunye wena manje khumbula uNkulunkulu wakumisela ngaphambili ngokwazi ngaphambili ukuthi wawusiza kulokho wonke umuntu okuzwisisayo phakamisa isandla sakho bona uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili wakumisela ngaphambili ukuza elizweni lesithembiso liyini ilizwe lesithembiso kumKristu lamuhla phakamisa isandla sakho nje nxa ukwazi isithembiso singesenu la kubantwana benu labo abakude futhi kuza kwenzakala ensukwini zokucina utsho uNkulunkulu ukuthi ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke amadodana enu lamadodakazi enu futhi kwa-Isaiah 28:18 umthetho kumele ube phezu komthetho umzila phezu komzila lapha okuncinyane nalaphana okuncinyane bambelela kulokhu okuhle ngoba ngendebe ezigagasayo futhi la ngezinye indimi ngiza kukhuluma ebantwini laba
futhi lokho yikuphumula. Ukuphumula ilizwe lesabatha engalithi kumele bangene kulo, futhi ngalokho konke abasoze bazwe, kodwa banyikinya amakhanda abo futhi bahamba futhi bengafuni ukuzwa bona khona sibili. Kwakuyini khona kanye njengabantu labo ababebuye yonke indlela bevela eKhenani kumbe bevela eJipite, yonke indlela besenyuka enkangala futhi bafika khona eduzane eduze okweneleyo ukunambitha amagilebisi lawo aphuma lapho elizweni. Ifowethu lapho lawo ngamadoda bafuna ngidonsele emuva lokho, lokho kumaHebheru 6. Ngingakwenza njani? Lawo ngamakholo asemngceleni abasoze bacaphele phesheya, abangeke becaphele ngaphesheya. UJesu wathi abethu bona bathi obaba bethu badla imana enkangala, futhi uJesu wathi bona bonke bafile. Lokho yikwahlukaniswa, bona bonke bafile kunjalo. Wathi kodwa ngiyisinkwa sokuphila esavela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Umuntu odla isinkwa lesi akasoze afe, kunjalo yebo mnumzane. Ulempilo elaphakade nxa esidla lokho, ngileso sihlahla sokuphila sasesivandeni se-Eden. Manje bona abantu laba babuya eduzane sibili, bona nxa ungananzelela kumaHebheru 6 asisa uyeli emuva kulokho, kodwa kumaHebheru 6 abantu laba bake benziwa abahlanganeli, bafika eduzane sibili futhi banambitha isipho sasezulwini. Bahlala lapho babona ukusiliswa kusenziwa, babona abantu emandleni kaNkulunkulu, babona impilo ziguquka, kodwa abangeke babeke isandla kukho. Hathi nomzana, hathi nomzana. Futhi banambitha amandla omhlaba ozayo, futhi nxa bengazama ukuvuselela njalo ekuphendukeni, sibona ukuthi sebe zibethelele indodana kaNkulunkulu kakutsha, futhi babala igazi lesivumelwano lelo ababe ngceliswe ngalo. Ngingowebandla elikholwa yikungceliswa, lokho kuhle ngokuhamba kwakho, kodwa awuyikude ngokwaneleyo bona. Yebo nomzana, inkangala yabangcwelisa, yebo impela. Babe le nyoka yethusi, futhi le lathi lethusi, layo yonke into phandle le ukungcwelisa, kodwa bangena ePalestina ukuba baphumule. Abazange khangela khona kumaHebheru 4, akazange atsho okunye ukuphumula. UNkulunkulu wadala usuku lwesikhombisa futhi wabanika ukuphumula ngosuku lwesikhombisa. Enye indawo wakhuluma ngosuku lokuphumula, futhi lamuhla kuDavitha khona-ke wabapha okunye ukuphumula. Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizalipha ukuphumula. Ngena ekuphumuleni lokho, ngoba thina esingenileyo kulokhu kuphumula sesisukile emsebenzini yethu, njengoNkulunkulu wasuka kweyakhe ngesabatha sibili. Nanko ukuphumula kwakho kwesabatha, nanko ukuphumula kwakho okuqotho kuleli lizwe lesithembiso. Umoya ongcwele uyisithembiso sabantu, futhi kungani befuna abathumayela abafundileyo labavela ezikolo ababevumela ukuqoka ogabhudula futhi baqume inwele zabo futhi bapende indebe, futhi lamadoda adlala amakhasi futhi banathe utshwala bekhulume insomo futhi baqubeke futhi besiya phambili njengalokho futhi bazibize njengamalunga ebandla? Ngani bazathatha into enjengalokho futhi bayale ukukhokhela kukamoya ongcwele? Ngani iBhayibheli lathi ilizwi likaNkulunkulu libukhali kule nkemba esika nqazombili, elisika lahlukanise amathambo futhi lokudalula imicabango yenhliziyo? Yebo, loba imicabango yengqondo. Futhi nxa sithanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba, uthando likaNkulunkulu alukho phakathi kwenu. Abanenge babiziwe, balutshwane abakhethiweni, ngoba lincinyane isango futhi indlela ilukhonjwana leyo ekhokhela ekuphileni. Futhi kodwa balutshwane abaza kuyifumana. Abaningi bazabuya kimi kulolo suku futhi bahlale phansi embusweni, watsho uJesu no-Abrahama, u-Isaka loJakobe. Kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa phandle futhi bathi, Nkosi, asizange senze lokho ebizweni lakho, asizange sitshumayele sasingayisibo odokotela. Sibani bani lo mhlonitshwa? Sibani bani? Angizange ngibelazi. Sukani kimi lina benzi bobubi, angizange ngibelazi. hathi bonke labo abathi inkosi inkosi abaza kungena phakathi, kodwa lo owenza intando kababa wami osezulwini nguye lo ongena phakathi. Nanko-ke ukungena kuleli lizwe elesithembiso, singena njani kilo? Simiselwe ngaphambili kilo, ibandla ngokwazi ngaphambili kukaNkulunkulu lamiselwa ngaphambili ukwenzani kulo udumo lwakhe ngomusa wakhe, kuyo inkazimulo lokukhonza le nkazimulo kaNkulunkulu. Upapa ehlezi emuva le ekuqaleni, oziphilela yedwa kungelalutho olumzungezeleyo, wayefuna into eyayingamkhonza, ngakho wanqumela ngaphambili futhi wamisela ngaphambili ibandla futhi ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi wabeka amabizo abo ebhukwini lokuphila lewundlu. Lapho bebulala ngaphambili kokusekelwa komhlaba ukuthi babonakale enkazimulweni yakhe futhi nasendumisweni yakhe esikhathini sokugcina, lapho aza kubuthanisa izinto zonke kuleyo ndoda eyodwa uKristu Jesu. Udumo yikho lokho, lokho nje futhi lokho kukhona lapho mfowethu, dadewethu, ungasuki kulokho. UNkulunkulu ngomusa wakhe wokukhetha wakubiza, uNkulunkulu ngomusa wakhe wokukhetha wakungcwelisa, uNkulunkulu ngomusa wakhe wokukhetha lamandla akhe wakubhabhathiza futhi wakubeka kuleli lizwe lokuphumula. Labo abangene ekuphumeleni lokho sebemile ekulahlekeni kwabo, sebemile emsebenzini yabo njengalokhu uNkulunkulu akwenzayo kweyakhe, balokuthokoza okungakhulumekiyo lokugcwele inkazimulo. Isihlahla sokuphila siyahluma phakathi kwabo, balenhliziyo ende, ukuthambeka, ukulunga, ukubekezela kwenziwe ukholo, ukholo ubumnene, ukuthambeka lokunjalo. Isihlahla sokuphila siyahluma kubo ngoba ithemba labo ligxiliswe kuKristu Jesu. Ubufakazi bukaMoya ongcwele bufakaza njengezibonakaliso lezimangaliso zilandela amakholwa. Lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo. Lapho behamba bayasilisa abagulayo, bayaxotsha odeveli, bayakhuluma ngendimi, bayabona imboni, baya futhi bahamba loNkulunkulu, bakhuluma loNkulunkulu. Akula devil ongabanyikile, bahlalisekile, bedinga bekhohlwa izinto ezisemuva, bayakhuthalela uphawu lobizo oluphezulu kuKristu Jesu. Nampo-ke, yilo lelo bandla. Bafika njani lapho? Awungeke uthi awu Nkosi, uyazi, ngolunye usuku ngaqalisa ukubhema igwayi, futhi ngawo, khona-ke ngacabanga ngiza, hatshi. Ukumiselwa ngaphambili wasibiza futhi, lapho simlandela kulapho sisithi Nkulunkulu, sasilahlekile futhi siphelile, sasingela ngitsho umcabango wokuzisindisa, sasiyimvelo yengulube, sasiyizingulube kwasekuqaleni. Ungaya phandle esibayeni sengulube futhi ukhangela ingulube ensikazi endala futhi uthi, manje khangela lapha nkazana endala, ngifuna ukukutshela enye into. Kubi kuwe ukuthi unathe amanzi alodaka, yena uzakuthi onk onk, bona manje yikho lokho nje olakho ngokuzisindisa, lokhu yikho. Uthi, ninakazi, awufanelanga ukugqoka impahla ezinjengalezo, kufanele ugqoke kuhle, kufanele wenze lokho, awufanelanga ukuhamba, awufanelanga ukuba lamaphathi amakhasi, awufanelanga ubheme igwayi, awufanelanga wenze lokho, numzana, awufanelanga uthwale lokho. Uthi oink oink, ngingowe oink oink, oink. Yikho nje abangabe bekwazi, awu, ngizakwazisa ukuthi ngiyafanana njengawe, oink oink. Bona, bayala ukukhokhela kukaMoya ongcwele ngokuba iBhayibheli latsho ukuthi uba uthanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba, uthando lukaNkulunkulu kalukho ngitsho kuwe. Kuyini okubenza babe ngabehlukileyo, uyisizwe esingcwele? Kuyini elikwenzileyo lingene liphuma kulelo lizwe usungaphesheya kwelinye ilizwe? Wangena njani phesheya lapho? Yilo ilizwe elesithembiso. Luhlobo bani lwesithembiso? Kuza kwenzakala ensukwini zokugcina, utsho uNkulunkulu, ngiza kuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Ngomoya munye sibhabhathiziwe sonke kuleli ilizwe elilodwa elesithembiso. Amen. Bafowethu labodadewethu, haleluya, ngobumsulwa benhliziyo kungelamhawu, kungelabutha, kungelalutho, angilandaba nxa umzalwane elahleka, kungelandaba lalokho akwenzayo, uza kumlanda. Ngalandela umzalwane kungasidala owayeselahlekile. Umfana omncane wathi kimi wathi, yekela lelo gwelegwele lihambe, ngitshiye njalo. Ngathi, uba ngingafika endaweni lapho inhliziyo yami ingahambi lo mfowethu, khona-ke isikhathi sokuthi ngihambe elathini ngoba sengiwile emuseni. Ngathi ngizahamba lapho ingqe elokuphefumula emzimbeni wakhe, futhi ngizambamba kwenye indawo ngase mzileni. Yebo nomzana, futhi ngambamba, haleluya, ngamphendukisa. Yebo nomzana, usebuyelile esipayeni elondekile manje. Yebo nomzana, wayengalahleka ngokuqiniseka njengomhlaba. Okwesikhatshana esedluleyo, lapho ngibona umfazi ongumnyanga omncane ehlezi lapho, futhi omkhulu kwamapholisa wangibiza wathi, ngani ufanele ukuthi abe egqoke isembatho sohlanya? Wathi, uyawumana nje, uphambeni. Bamfaka ehoteleni beza. Ngathi, lokho kulungile. Wathi, omkhulu wamapholisa wathi, ngani Bili, ngiyamazi kakuhle Sibili futhi ngamazi kusukela ngisase ngumntwana. Wathi, uba kungaba khona engingakwenza ukulisiza. Ngathi, lokho kulungile. Wathi, ungamsiza na? Ngathi, hatshi, kodwa yena uyenelisa. Ngathi, umzuzu nje. Ngakho bamletha phandle lapho, futhi lapho esuka isikhatshana esedluleyo ngokuthula kwakuyini sathumela umkhuleko emva kwakhe. Amen. Waye bathi, uyafuna ukuthola udokotela? Wathi, endodeni yakhe. Uyafuna ukuthola udokotela? Wathi, udokotela angeke amenzele lutho, futhi lokho yikho. Uyahlanya, udokotela angeke amenzele lutho. Wathi, ithemba lethu kuphela yikuya lapho. Futhi wathi, Bili, angikuzwisisi lokho. Ngathi, angikukhangeleli ukuthi ukuzwisise. Bona, angikukhangeleli ukuthi ukuzwisise. Kodwa, mina bo, loba lami angikuzwisisi. Hatshi, kodwa mfowethu, uNkulunkulu ezulwini, ngangikhatshana phandle laphaya ngesinye isikhathi, enye into yabuya emva kwami. Amen. Kwakungasikho ukuthi ngangifuna ukubuya, kodwa hatshi, enye into yabuya emva kwami. Ngoba ngaphambi kokusekelwa komhlaba, uNkulunkulu wamisela ngaphambili, haleluya, ukuthi sibe ngabakhe kulo udumo lwakhe lenkazimulo. Lalela, labo abazi ngaphambili useyenzeni, ubabizile kunjani? Wakubiza yini? Yebo, kungani wakubiza? Wakwazi ngaphambili. Labo abazi ngaphambili wababiza, labo ababizileyo ubalungisisile. Kunjalo na, futhi lalabo abalungisisileyo ubakhazimusile. Amen. Yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo, labo abazi ngaphambili wababiza. Isizukulwane sonke, labo ababizayo usevele wabakhazimulisa. Ini mangibale umbhalo lapha, kulungile. Wabamisela ngaphambili labo ukuba ngabantwana ngoJesu Kristu kuye ngokwakhe, njengalokhu wabakuhle kuye uqobo, ukuze kudunyiswe inkazimulo yakhe. Uyakuthola khona, ukuze kudunyiswe inkazimulo yakhe, ukuthi ahlale lapho ezikhathini zaphakade eziza kuza, futhi abantwana bakhe babe zamemeza, Abba Baba, Abba Baba. Futhi ingilozi zithi, kuyini abakhuluma ngakho? Kuyini abakhuluma ngakho? Kubekwe kuhle kundodana yolahleko. Ngangilahlekile, le yindodana yami. Wayelahlekile, futhi kathesi usetholakele. Wayefile, futhi usephila njalo. Lethani ithole elinonisiweyo, isembatho esihle, futhi lendandatho, futhi liyifake emunweni wakhe. Futhi kasi akumangalisi lapho inkanyezi zokusa zahlabelela ndawonye, amadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo lapho bebona icebo losindiso, uNkulunkulu ebeka ibizo lakho ebhukwini ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Manje wena uthi uCalvin wayekholwa into enjengaleyo. Angizange ngikholwe uCalvin. Calvin wayengumbulali. UCalvin wabulala umuntu ngoba wayebhabhathiza ebizweni likaJesu. Wayeligwelegwele, wayedinga ukuphendukiswa ngokwakhe. Yebo nomzana, kodwa lokhu akutshoyo mayelana ngezinye izinto azitshoyo zaziqondile. Kodwa lokhu aku isenzo sakhe. Umuntu obulala umuntu entweni enjengaleyo, lokho kubi, lokho kuyisoni. Kulungile, awandisa kithi, manini, angizange ngibambe lokhu ukubekwa ubuntwana. Ngikubambile, sengiphuzile. Asiboneni lokhu liyinkombalanga ekutshoyo phezulu lapha isikhathi bani esilaso. Kulungile, asithatheni nje imizuzu elitshumi ngenxa yabantu laba abavela kude. Khangela,
Khangela, ukubekwa ubuntwana. Make ngilitshengise kungani kusenziwa kathesi. Ubaba ulombuso omkhulu. Uyagibela ebhoda. Manje ulendodana ezelweyo. Uyajabula sibili. Lo nguNkulunkulu. Ngakho uyakwazi lokho lo baba akwenzayo. Uyathola umkhulisi omkhulu ofundisayo. Yamazi ofundisayo ukuthi uyini. Kalikwazi na ngumbalisi wesikolo. Uyathola umbalisi wesikolo omkhulu angamthola elizweni lonke. Futhi ke sesihamba kathesi lalelani. Futhi uyathola umbalisi wesikolo omkhulu. Angamtholi, akaphungi, uthola nje umuntu wamangamanga. Ufuna umfana wakhe abe ngumfo oqotho. Alifuni abantwana benu ngaleyo ndlela na sibili okukhulu ongabapha khona yebona umzana. Ngakho nxa umuntu wemvelo wacabanga lokho, ucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngabantwana bakhe okukhulu angenelisa ukukuthola. Ngakho ufuna umuntu ozathembakala. Manje yena angeke umuntu afune umuntu othi manje khangela mina junior yenza loba yini okufunayo sithandwa. Oh yebo baba. Aha, uhamba kuhle. Ungumfana olungileyo. Athole ukumbambatho okuncinyane emhlane. Lo siba engwaneni yakhe. Hajhaj. Lo mfo engaqothwa khona kaTCB. Ufuna umuntu okhuluma iqiniso. Nxa kuyikuthi umfana lo uza kahle, umtshele. Nxa engenjalo, umtshele lokho okubi. Futhi nxa ubaba wasemhlabeni wacabanga lokho, awungeke ufune umuntu athembeke kuwe. Umbalisi wesikolo athembakale ngabantwana bakho sibili. Awu, ucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabangani. Futhi uyakwazi, asikwazi, uyakwazi. Sinomkhawulo, singeke satsho. Kodwa akala mkhawulo futhi uyakwazi. Ngakho uyazi lokho ubaba akwenzayo. Akazange athi ngizathatha upapa ukukhangela abantwana bami, futhi akachongi ukuthi ngizathatha umbishop. Hatshi, akazange akwenze lokho ngoba wayesazi upapa uzakuba emubi kanjalo lo bishop bona. Akazange athi ngizathatha umbonisi omkhulu ukukhangela amabandla ami. Hatshi, wathola umoya ongcwele. Lo kwakungumphathi wakhe. Aha. Ukukhulisa abantwana bakhe kulungile. Khona ke uzakuba kwazi njani ukuthi umoya ongcwele uyakwazi ukukhuluma ngezindebe zomuntu. Uba kwazi njani ke ukuthi ukhuluma iqiniso. Lapho ubona umoya ongcwele ukhuluma ngezindebe ezikhuluma iqiniso, khona kanye isikhathi sonke ekhuluma ngaphambili futhi kugcwaliseka njengokupheleleyo, njengoSamuel wathi, khona ke uyakwazi ukuthi liqiniso. Libuya kahle ngoba uNkulunkulu wathi nxa ekhuluma futhi lalokho akuchoyo kungenzakali. Lingamuzwa ngoba ngangikho kanye laye, kodwa nxa ekwenza awu khona ke muzweni ngoba ngikanye laye. Bona nanko ke iyo indlela enza ngayo. Manje khona ke uyahamba ebhoda. Manje ucabanga ukuthi lo mphathi uza kuthini nxa wayeza kwenyukela kubaba futhi athi abantwana bakho benza kubi. Ngiyakutshela lo mfana wakho yena ungumhlamuke, ulihlongandlebe. Angikaze ngibone umfo onjalo. Mina bo uyakwazi lokho akwenzayo, futhi naleyo nkazana yakho angikwazi lokho aza kwenza ngayo. Awu, liyazi ukuthini, ukhangeleka sengathi uzipendile njengamanye amankazana laphaya. Filistiya yebo, mnumzane. Ufuna ukwenza njengalokhu abakwenzayo, indodakazi yami. Yebo, indodakazi yakho. Yikho lokhu umoya ongcwele ofanele ukukutsho mayelana ngebandla lamuhla. Akumangalisi, asikwanisi ukuba lemvuselelo. Bona manje lokho kuliqiniso. Pho indodana yakho ke, aha, into efanayo ini? Awu, uyakwazi uhlezi usithi ukuthi lezo zimvu kumele zidle kulawo madlelo phezulu lapho, kulokho kudla kwezimvu phezulu lapho. Yebo, uyakwazi lokho akwenzileyo. Uzihambise phansi lapho kuleyo ngqumbi yokhula. Uzise nje phansi lapho, futhi wazi lahlela zonke esifudlaneni, futhi waziyekela zalala lapho kuleyo ngqumbi yokhula zisidla. Umnyezane omdala futhi ziyahawula kakhulu, azikwanisi kuphuma lapho. Labo ngobishop abelusi abalandula amandla akho. Awu, ngiyakutshela iqiniso, angikaze ngibone ixuku elinjalo lezimvu ezingahlalisekanga empilweni yami. Akakuthandi lokho, hatshi. Futhi uyazi ukuthi zona inkomo phezulu lapha, uyazi wabatshela ukuba
zidle kuleyo awufafa phezulu lapho uyazi ukuzenza zinone yebo uyakwazi lokho azinika khona hathi leyo mihlaba ngubo emidala yebo uyazenza zidoyine ama society lento yonke awukaze ubone okunjalo empilweni yakho awukaze ubone okunjalo empilweni yakho yonke uyakwazi lokho akwenzayo ehamba lapho phandle ngayo ebhema isaguzu esikhulu eyamele ngemuva ulomkakhe kanye layo ugqoke okabhudula njengamafilistiya akwenzayo phandle le yebo yilo uhlobo lombiko umoya ongcwele amele aluthathe mayelana ngebandla lamuhla manje ucabanga ukuthini mayelana ngalokho yikubekwa ubuntwana lokho lokho akwenzayo wasimisela ngaphambili thina ekubekweni ubuntwana wasipha umoya ongcwele kodwa mana okomzuzu ukubekwa ubuntwana yikho lokho esikhuluma ngakho ukubekwa ubuntwana awu uyazi lokho akwenzayo ubishop wabuya ngolunye usuku futhi wakhuluma waye le nkonzo yokusilisa encinyane phansi lapho futhi ubishop wabuya omunye umfowethu wabuya futhi waye khulekela abagulayo futhi wathi kuyekele lokho yebo baba bishop ngiza kwenza lokho ungasebenzelani labo hatch hatch baba bishop sibile hatch futhi nangu mina ngisiza lapho futhi ngimtshela iqiniso liphuma elizwini lakho bona nanti lilapha ngibambelele imithetho yakho khona kanye okokwenza futhi akayilaleli wathi lokho kwaku ngokwesinye isikhathi enye indodana kwesinye isikhathi lokho kwakutsho mina nanko-ke lokho manje lelo liqiniso mngani manje ngalikuboni lapho ibandla elisilela khona ukubekwa kwalo kungani singelamvuselelo kungani singela zinto eziqhubekayo yikho lapho okukhona uJoshua uthi gadi ngikufuna ukhona phakathi lapha kukhona indawo yakho ngokuya kokulotshiweyo indawo yakho ilapha khona lapha wena ngena phakathi lapha gadi futhi uhlale lapha Benjamin wena hamba khona phansi lapha futhi kathesi lonke hlalani khatshana lomngcele wamafilistiya futhi uJoshua uyaphenduka lapho bonke bagcwele kumafilistiya belomgido omkhulu kwakudala bedansa njengalokhu futhi bonke abafazi bezigcobe impenda futhi bedansa lapho futhi besiba lesikhathi esikhulu futhi uJoshua unaya ikhanda lakhe futhi uthi manje ini manje lokho yikho kanye nje okuthatha indawo hathi bonke ngabongwe uNkulunkulu hathi bonke kodwa abanenge sibili kulungile manje kuyini okuthatha indawo-ke yikho lokhu okwenzakalayo kawucabangi ukuthi leyo ndoda umoya ongcwele ulenhloni phambi kukababa lapho kumele etsho lokho mina bo ngamtshela kodwa ka ngayikulalela kikho ngamtshela khona lokho futhi ngamenza wabala khona lapho ebhukwini ngaba lo mtshumayelo omncinyane oweza lapho futhi wamtshengisa ukuthi uJesu Kristu ungofana izolo lamuhla lanini nini futhi uyazi ukuthini wavumela omunye wabo wavumela omunye wabelusi omdala wembuzi ukuza lapho futhi wamtshela ukuthi lokho kwaku ngokwesinye isikhathi bona
And he smelled so bad time he got over there.
Futhi wayenuka kubi ngesikhathi efika khona ngale. Umnuko wembuzi uyazi izigazi futhi uyazi lokunjalo. Wayenuka kubi lapho efika khona lapho bona. Kodwa ngiyakutshela lo melusi wembuzi waye lamamendulo ekotshelwe kuye ngoba ngiyakutshela nga ungabhala ibizo lakhe ephepheni kuzathatha imbali yempilo yakhe. Ingathatha ingxenye yephepha ukwenza izihloko zakhe yebo nomzana bayamthanda sibili khona ngale elizweni leli kodwa ngiyakutshela ngakwazi sibili ukuthi izimvu zondliwa njani leyo ngenye into mayelana ngakho aka ngilaleli nje utsho umoya ongcwele ngazama ukumtshela ukuthi ungofana izolo lamhla lanini nini kodwa akakwenzi nje uligwala elikhulu engingakazi ngilibone empilweni yami Yebo futhi ibandla selimenze waba ngumbonisi uBishop lokunjalo abantu bonke bayamlalela futhi ke uyazi ukuthi bathatha lokho balento endala encinyane phansi lapho abayibiza itelevision uyavula into endala encane khona njengalokho futhi labo bafazi bayabuya futhi baqhubeke zonke inhlobo zezigqoko ezingaphelelanga futhi uyazi inenge lamadodakazi akho bayazifa hatshi sibili bona chono yebo banjalo yebo bayakwenza abanye babo bakhalela imvuselelo. Baba, abanye babo bayayifuna sibili. Abanye babo bahamba emzileni sibili. Abanye babo bamile nje beqinisekile kulelo lizwi njengalokho abangaba yikho. Abanye angikwazi lokho engingakwenza. Baphandle khonale. Uyakwazi okunye lokho abanye abakwenzayo. Babenza inhlekisa besithi bandixuku nje lezinhlanya. Awulokho kungenza ngizwe kubi sibili. Kodwa kathesi asitshintsheni umfanekiso. Manje ubaba indodana yakhe ingumfana omuhle. Ubaba wakhe khona isikhathi sonke nangu umphathi umoya ongcwele. Yiphi indlela umoya ongcwele wathi ngiza kuhamba ngayo? Umphathi wathi ngi umntwana wathi ngiza kuhamba kanye lawe. Ngiza kuhamba kanye lawe. Oh uqaqa luphezulu kabi indodana. Ngiza kuhamba kanye lawe. Ngilethemba kuwe. Nxa ngiqala ukudinwa uzaphakamisa isandla sami phezulu futhi angibambe. Kodwa kulezilwane phezulu oqaqeni lapho akulandaba ingqeke kuphela ukhona lapha akwenzi lamehluko omncane ngihamba khona lawe kulohlupho phezulu lapho ngamadwala athelelayo angilandaba ingqeke kuphela ubambe isandla sami ngizahamba khona lawe ngizakuhamba khona lawe uyazi ukuthini ubaba wakho wayevame ukwenza lokho bona lokho kuhle yebo nomzana afike phezulu esiqongweni soqaqa lapho what uyazi ukuthini baba, indodana yakho ifana xathu lawe sibili. Uyafana sibili khona kanye njengawe. Lonke ilizwi lelo wena olitho yena uthi amen kulo. Ngamenza wavula eBhayibhelini ngolunye usuku. Futhi lona lathi uJesu Kristu ofana izolo namuhla lanini nini. Uyazi ukuthini? Wathi wahlaba umkhosi futhi waphosela izandla zakhe emoyeni futhi wathi haleluya amen. Oh futhi uyazi lona lathi lapha elizwini lakho. Uyazi lapho owathi khona imisebenzi lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo uzayenza la. Yebo ngiyakhumbula ngibhala lokho endodaneni yami. Yebo ngiyakhumbula ngibhala lokho. Oh lapho ebona lokho wahlaba umkhosi futhi weqa phezulu phansi ememeza haleluya Nkosi susa wonke umhlaba phandle kwami ngenze ngibe njengalokho. Yebo nomzana futhi lazo zonke lezo zinto azenzayo. Oh ubaba wakutsho khona ngiyathaba ngaleyo ndodana. Leyo yindodana enhle kulungile. Beka ilihlo phezu kwakhe okweminyaka emilutshwane. Bona ukuthi ubuya njani lokuthi uquba kanjani. Emva kwesikhatshana iminyaka yedlula lapho uhamba njani. Mina bo yena uyakhula lasemuseni. Mina bo yena nje uchisa amagusu. Ngiyakutshela sibili ngani uyazithatha zona izinto uziphatha nje njengalokho okwenzayo. Akaziphi ukhula lolwandle akasoze abanike imihlabangubo. Lapho zisiza ngalapho zisithi sifuna ukujoyina ibandla yena uthi vala umlomo wakho awudingi lokho hathi nomzana nanku lokho okufunayo phenduka futhi ubhabhathizwe ilo lalo wenu ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele yebo nomzana nanku lokho akutshoyo. Oh ngabe ekutsho lokho sibili yebo nomzana uyakutsho sibili awu leyo yindlela engaloba ngayo leyo nje indlela akutsho ngayo yebo nomzana abanye babo bathi hlalani edolobheni leJerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu selokhu umoya ongcwele wehla phezu kwenu libe ngofakazi kimi eJerusalema eJudiya leSamaria futhi le ndawo ezikude zasemhlabeni lapho ebala lokho wamemeza haleluya yikho lokho okudingayo. Uyakwazi lokho akwenzayo uyabangenisa khona phansi lapho baze bawuthole yikho kuphela uhlala khona lapho futhi nxa beqalisa ukuxabana yena uthi hup 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 mana okomzuzu yiyo indlela imbuzi ezenza ngayo hathi izimvu bona oh kwezinye izikhathi bayamomsela kancinyane kodwa ungathi uya bambambatha khona ngemuva kancinyane nje athi manini okomzuzu kulungile. Uyakwazi sibili ukuthi aziphathe njani zona izimvu. Yebo nomzana ngiyakutshela. Uyazi ukuthi ngibone umbishopu omkhulu uSibanibani emtshela ukuthi angeke abuye kuleli dolobhu futhi abambe umhlangano. Kodwa uyazi ngazathi ngiyakhokhela ngathi hamba kungenani bona. Pendukisa lawa mathepu futhi ungawavumeli aphume phandle. Sahamba kungenani. Sahamba kulawa madolobho lapha. Wathi awu asisoze futhi uyazi udevil wafika phansi lapho wathi ngiyakubhejela.
vimbela ukuthi abuye edolobheni lelo. Ngathi angeke ngikwenze lokho. Nxa ngimtshela ukuthi ahambe uzahamba. Ngiyakubhejela uzahamba. Hach, ngizamtshela. Ngizakwehla futhi ngithi manje bonke abameli bami lonke libuthene ndawonye, awufuni lutho lwalokho okwedlulisa amalawulo kwakudala phansi lapha, konke lokho okudala kokusilisa kukaNkulunkulu futhi nalokho okukamoya ongcwele kwakudala, lokho kwedlula labapostoli iminyaka edluleyo. Uyakwazi lokho kakukho kuhle ngemuva ngale ezama ukubanika leyo mihlaba ngubo emidala, yonke into enjengalokho babe. Kodwa uyazi ukuthini, wahamba khona phansi lapho kungenani, wahamba khona phansi lapho futhi waqala ukuphosela utshani i-alfalfa kusukela. Futhi uyazi ukuthini, zona izimvu zaqala ukudla sezinone ngamandla, yebo mnumzana. Lapho besiba nokusiliswa le mihlangano futhi uyazi iningi labafu abancinyane baqala ngani, babona nxa bethola inqumbi enkulu yotshani njengalobo tshani i-alfalfa. Uyazi lokho abakwenzayo ngakho kwakukuhle kakhulu, baze bagijimele kubomakhelwane bathi nambitha lokho, nambitha lokho, nambitha lokho. Bona umumo lapho wawunambitheka njengalokhu khona lapha, nanku khona lapha, khona lapha kukhona. Bona phenduka nje lonke futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu. Bona uyathola umoya ongcwele kungokwa loba ngubani ofunayo makabuye, makabuye lapha ukubona lokho iBhayibheli elakutshoyo. Bona futhi balesikhathi esikhulu nje phansi lapho. Oh, leyo indodana yami, lo ngumfana wami. Aw, ucabanga ukuthi usekhulile kahle? Yebo, sekhulile sibili, watsho umoya ongcwele. Ngimuphe izivivinyo mfana, ngimlinge ngalindlela, ngamlinga ngaleyo ndlela, ngamphosa phansi egula, ngamfaka phansi, ngamnyathela nyathela, ngachiya udebele senza yonke into kuye ayengayenza. Waphenduka futhi njalo, wabuya nje ngokufanayo. Bona wabuya njalo, ngamenza wagula, ngenza lokho, ngamphosela isibhedlela, ngamhambisa phandle lapha, ngenza lokho, ngenza lokho, ngamxabanisa nomkakhe, ngamxabanisa labo makhelwane bakhe, ngamxabanisa lento yonke. Lokho ngakuzange kwenze umehluko omncinyane. Wathi lanxa engibulala loba kunjalo ngizamethemba. Ngabulala imuli yakhe, ngathatha lokho, ngenza lokho, ngenza konke lokho, ngenza lokho, lokho okunye kunjalo. Wayelokho emile loba engibulala, kukanti ngiza mkhonza ungowami. Oh, awu, ngiyakholwa kufanele simbizele phandle kwenye indawo, endaweni encinyane ekhethekileyo, futhi sibe lokubeka ubuntwana. Manje lapho ubaba kuTestament elidala ezwisisa ukuthi indodana yakhe yayisikhulile futhi wayesekhulile ukuba ebekwe ubuntwana ukuba bazelwe bengumntwana, kodwa lapho sebeyindodana khona-ke, kodwa-ke akusoze kwedlule nje ukuba ngumntwana, indodana nje baze bakhule batshengise lokhu abayikho. Khona-ke uyambizela phandle lapho. Manje nanku silapha bandla, selulungele. Manje isikhathi sesihambile kancinyane. Wonke umuntu luma umunwe wakho, nceba umphefumulo wakho futhi usiphule inhliziyo yakho okomzuzu nje. Bona manje sesizabeka ibandla, manje lapho ibandla lifika kuleyo ndawo, uthi Manase ungowalapha, Ephraim wena ngalapha. Khona ke uyamkhuphela phandle endaweni ethile. Ubaba uyakwenza futhi, umbeka phezu kwendawo eqakemeyo njengalokhu futhi uba lomkhosi, futhi bonke bayabuya lapho. Futhi yena wathi, ngifuna wonke umuntu abekwazi ukuthi lo ngumntanami, futhi ngiyayibeka ubuntwana indodana yami, futhi ngifuna loba ngubani abekwazi kusukela lapha kusiya ukuthi ibizo lakhe ngiyamqokisa lapha isiqoko esikhethekileyo kuye, futhi ngifuna ukuba libekwazi ukuthi ibizo lakhe lilunge kuloba yiphi itsheki njengalokhu ibizo lami eliyikho. Ungumntanami, ngiyambeka ubuntwana emulini yami, loba ube yindodana yami kusukela ezalwa, selokhu wemukela umoya ongcwele ube yindodana yami. Kodwa kathesi ngiza kumbeka esikhundleni ukuba legula. Lokhu akuxotshayo kuxotshiwe, lokhu akuqatshayo kuqatshiwe.
futhi ngiqinisile ngithi kuwe, nga usithi kulesi isihlahla, nga usithi kulintaba, suswa, futhi ungathandabuza enhlizweni yakho, kodwa khola ukuthi lokho okukhulumileyo kuzakwenzakala. Ungaba lakho lokho okukhulumileyo, bona, nanko-ke, bona. Uyindodana yami, bangaka bakwaziyo ukuthi ukubeka ubuntwana ukuthi i, babeka ubuntwana indodana emva kokubeka etshengisile ukuba hi wonke umuntu owake wabala iBhayibheli ukubekwa kwendodana. Manje uNkulunkulu wenza into efanayo endodaneni yakhe. Lapho ethatha uJesu phezu kwentaba yokuguqulwa, wathatha uPetro, uJakobe, loJohane phezu lapho. Labo ngabafakazi abathathu bemhlabeni. Kwaku lo Jesu, uMose, loElijah, loNkulunkulu phezu lentabeni. Lapho bema phezulu lapho entabeni. Futhi into yokuqala liyazi, bakhangela futhi uJesu wakhazimuliswa phambi kwabo. Kunjalo na bangaka bakwaziyo ukuthi ngumbhalo kuyini akwenzayo. Wamqokisa ngesambatho sokungafi, futhi wathi isambatho sakhe zakhazimula njengelanga. Kunjalo na futhi iyezi labambuza, futhi uPetro loJohane labo bawa ngobuso babo, futhi bakhangela futhi lapho kwakumi uMose loElijah bekhuluma laye. Futhi uMose wayefile, futhi wangcwatshwa ethuneni elingaphawulanga okweminyaka engamakhulu ayisificamunwembili, futhi uElijah wagada inqola esiya ezulwini iminyaka engamakhulu amahlanu ngaphambi kwalokho. Kodwa babelokhu belapho, nampo bekhuluma laye, bona wayethethe uJesu phezulu ukubabona, ukubona lokhu okwakumayelana ngakho bona lapho, ukumtshengisa izinto lezi. Futhi bakhuluma laye, waba le nkulumiswano laye. Khona-ke lapho masinya uPetro ekhangela emuva, njalo futhi lobukhazimuliswa kungasekho kuJesu, babona uJesu kuphela. Futhi ilizwi lavela kulelo Yesu futhi lathi, le yindodana yami ethandekayo, umzweni yena. Ibizo lakhe lifana lokuthi ngelami kathesi, umzweni yena, lokuthi yikho ukubeka ubuntwana kumbe amadodana abekiweyo. Manje yikho lapho uNkulunkulu azama ukubeka ibandla lePentecost ebhukwini labase-Efesu. Bona, liyazwisisa na? Kumele sivale ngoba isikhathi sesihambile. Bona, abantwana sebewozela, futhi bengifuna ukubuya phansi lapha kulindima khona lapha, kodwa angeke ngikwenze kuze kube yindima 13. Bona, ingxenye yokugcina libekwe uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso. Sizathatha lokho ngesonto. Bona, khangela manje njani kuyini okusilethayo phakathi lokuthi sigcinwe kanjani yilokho. Kodwa kathesi ukubeka ngabe njani, kuqala uyazalwa embusweni ngomoya ongcwele. Bangaka bakwaziyo lokho, kulungile. Okulandelayo umiselwe ngaphambili kukuphi ukubekwa ubuntwana, kuyini lokho umiselwe ngaphambili ukubekwa. Oh Dade Scott, ngiyakholwa kunjalo ukuhlala lapha. Ngabe ungayisuye lo owaye ngekhaya lamuhla, imfundiso ebhodayo kwenye indawo emhlabeni, endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Sengake ngezwa ngakho kaningi ukuthi uJesu ulapha emhlabeni, ehamba lapha emzimbeni, uyangena phakathi enze lokho lawo ngamanga. Umoya wakhe ongcwele ulapha futhi uzama ukubeka ibandla lakhe, ukubeka ibandla lakhe ehlelweni, ukulibeka lona elizweni lesithembiso, ukuze bangene, ukuze kuthi zonke izitha zixotshelwe phandle. UManasi angeke athathe ilizwe lakhe, angeke ngibe lenkonzo yokusilisa lapho, ingxenye ye lapho i ngiyaphuma phandle lapho, futhi ngichumayele ubhapathizo ebizweni likaJesu Kristu, futhi i futhi abazalwane beziqu ntathu besithi, oh, ungomdala weJesus only. Futhi angeke ngihambe khona lapha futhi ngibe losiliso lukaNkulunkulu lapho. Ingxenye yabo isithi ukusiliswa nguNkulunkulu kuhle, futhi abaningi babo bekholisa izimangaliso zenkosi futhi bathi, awu, ngiyakholwa umfowethu Branham ungumprofethi, kodwa wothi ngikutshele enye into, ingqe kuphela umoya ophezu kwakhe futhi edalula uyinceku yenkosi, kodwa imfundiso yakhe ibolile ayilunganga. Ngubani owake wezwa ngombhedo onjalo? Kungaba ngokukaNkulunkulu kumbe akusikho okukaNkulunkulu. Kunjalo, kungaba nguNkulunkulu konke kumbe kakusikho uNkulunkulu. iyo indlela okuyiyo kodwa uza kuba lakho njani uManasi akasoze agcine indawo yakhe uEfrem akasoze agcine indawo yakhe uGadi akasoze agcine indawo yakhe uBenjamin akasoze agcine indawo yakhe bonke bayakijima phandle lapha lamaFilistiya futhi bonke bequbene siza bekwa njani kodwa sizelwe ngomoya ongcwele sonke thina kunjalo na kuyini esizalelwe kikho simiselwe ngaphambili khona ke emva kokuzalwa simiselwe ngaphambili ekubekweni ubuntwana ukubekwa emzimbeni kaKristu liyabona lokhu engutshoyo kuyini umzimba kaKristu abanye ngabapostoli abanye ngabaprofeti abanye ngabafundisi abanye ngabavangeli abanye ngabelusi kunjalo na sibizelwe kikho abanye balezipho zendini ukucwasiswa kwendini inhlakanipho ulwazi izimangaliso ukusebenza kwezimangaliso zonke lezi izipho ezehlukeneyo manje kuyini abakwenzayo bakusebenzisa lokho kancane ini bayakuyekela kunhlanhlati ganga sengathi angazi ukuthi kuyini oyedwa uyaphakama akhulume ngendini lo munye wabo uyaqhubekela phambili ekhuluma umchumayeli uyabe echumayela enze ukubizela elatini futhi omunye umuntu aphakame ekhuluma ngendimi haleluya dumo kuNkulunkulu nxa umchumayeli kusenzakala ukuthi uyaqhubeka ngompiko wakhe ecotshiwe khona ke abantu bathi umhlehleli muva umdala bona kungenxa yokuthi abafundiswanga iBhayibheli lathi umoya wabaprofeti ungaphansi komprofeti uNkulunkulu akasuye wesiyaluyalu lapho ngimile lapho kumbe umthumayeli lapho ngaphansi kokugcotshwa kukaNkulunkulu akulandaba ukuthi ufuna ukukhuluma ngendimi kunganani uyathula uNkulunkulu aze aqede lapha khona ke nxa ukhuluma ngendimi akungeke nje kube yikuphindaphinda kombhalo ngoba uNkulunkulu wathi lingasebenzisi ukuphindaphinda okuyize kodwa kungumbiko oqondene lomunye umuntu ngibuze ngesinye isikhathi beka umunwe wakho kwesinye isikhathi leso umoya ongcwele owake ngaphansi kokudalula watshela omunye umuntu waphindaphinda umbhalo njalo njalo wabatshela into eyayimbi ngabo futhi into eyabe beyenzile futhi lento leyo okufanele bayenze kumbe into okwakumele yenzakale kumbe enye into enjengalokho kunjalo na ngakho ukukhuluma ngendini lokucasisa kunjalo nxa kulomunye ebandleni okhuluma ngendimi futhi omunye azicasise makukhulume lokho umfowethu Nevini makaphakame futhi akhulume ngendimi futhi lumfowethu lapha anikeze incazelo athi tshela lindoda lapha ukuthi izolo waphuma lapha wenza enye into akade engamelanga ayenze manje udokotela umtshelile lamuhla ukuthi waye lemvukuzane hamba uyelungisa into leyo uphenduke lapha uzilungisise ngoNkulunkulu indoda ithi qiniso liqiniso lelo khona ke uNkulunkulu ulani kodwa siza kwenza njani ngendlela le bona ikuthi nje akuhlelekanga nje loba yiphi indlela akula kubekwa ngitsho manje yibona abase Efeso bazama bona bayakweqa lokho bona ukuthi bakweqa njani simiselwe ngaphambili ekubekweni ubuntwana kwamadodana manje bangaki abazwisisayo lokhu engutshoyo phakamisa isandla sakho ukubekwa ubuntwana sizalelwe emoyeni kaNkulunkulu sibili semkele umoya ongcwele futhi simemeze abababa haleluya dumo kuNkulunkulu thina si kuqondile lokho singabantwana kodwa asingeke sifike ndawo asingeke sehlule amaFilistiya khangela uBilly Graham emile lapho futhi lalowo umomadi esithi kutshengise khona khangela uJacob emile phansi lapha futhi lalowo owala ukuba kuloNkulunkulu lelo bandla likaKristu liqhawulana izandla lalowo owala ukuba kuloNkulunkulu phandle lapho futhi ethatha isandla kumele ebe ngumKristu futhi eqhawulane izandla lo devil onje ngoJoluisi futhi lo muntu ocabanga akufunayo futhi athuke uNkulunkulu futhi wathi kwakungelanto enjengoNkulunkulu kungenani kwaseqaleni futhi lezinto ezinjalo futhi lebandla elizibiza ibandla likaKristu eqhawulana izandla laye futhi ethathe uhlangothi bemelana lomfo wethu Jekho siza kwenza njani uluthu futhi lama Pentecost iningla bephikisana la lapho umthumayeli wonke elizweni lethu kwakumele bame uzwane ngozwane lalo futhi bathi nkulunkulu thumela phansi amandla akho bona nanku silapho lapho elingeke libekwe khona uEfrem kafuni ukuhlala omunye wabo uyahamba lapho siyathola uManase uza lapho athi o mina bo inkosi inginike insimu yamabele enhle khona ke nanku kusiza ngalapha uGadi athi awu manje mana umzuzu ohodwa kufanele ngilime ama oats kodwa ngizathatha lamabele lami haleluya uyabona awulani lokwenza ngamabele thatha ama oats ngawakho ukuthi uwalime awumelanga weluse izimvu lapho ufanele ukuthi weluse inkomo uNkulunkulu ufuna ukubeka ibandla kodwa bonke bafuna ukwenza into efanayo haleluya awungeke ubatshele ulutho ngakho hatch hatch look bale mvelo yembuzi but
you can't tell him
bon awungeke ubatshele kunjalo manje akusilo qiniso lelo nami futhi awungeke ubeke ibandla bon ibandla kumele limiselwe ngaphambili ukuba libekwe ubuntwana lapho umuntu uNkulunkulu engathatha umuntu futhi ambeke abe ngumntwana emulini futhi amnike olunye ulutho lokho kuqala zama lokho futhi ubone nxa kuqondile iBhayibheli lathi hlolani umoya lo muntu utsho ulutho oluthile kuhlole futhi ubone ukuthi kuqondile yini nxa kuqondile hamba kanye lawo khona ke uthi inkosi zithumele olunye ulutho qubekani lilokho lihamba bona ubandi lokho lihamba nje kuze kuthi umfo wonke athathe indawo yakhe khona ke uzaqala ukubona ibandla likaNkulunkulu liqala ukuthola indawo yakhe kulapho ke amaFilistiya azabuyela nyovani okwabhudula bazasuswa inwele zizakhula zehle ubuso buzagezwa izigazi zizaswelakala kunjalo lapho ibandla liqalisa ukungena emandleni alo amakhulu lapho sisiba lo Ananiya lo Safira futhi labalutshwane babo yebona umzana lizabona lapho ibandla leli elingcwele lisima ndawonye emandleni akhe libekwa esikhundleni njengamadodana kaNkulunkulu ubekwe ubuntwana emulini kaNkulunkulu ibandla elilamandla limi lapho enkazimulweni yalo yikho lokho akubuyelayo bonani ukuthi sikhatshana okunganani bazalwane alikwanisi ukuza ndawonye embhalweni futhi kungaba ngumuntu uphi umuntu uphi ongaboniyo ubhabhathizo lwamanzi eBhayibhelini ebizweni likaJesu Kristu engabe eyimpumputhe kumbe okunye kuphambanisekile engqondweni kunjalo futhi nanko lapho okulempi enkulu khona ngizalitshela iloba nguphi umuntu ozangilethela loba umbhalo lapho loba nguphi umuntu owake wabhabhathizwa kwelinye ibizo ngaphandle kwebizo likaJesu Kristu ebandleni elitsha kumbe nxa wabhabhathizwa ngaloba yiphi enye indlela wayemele abhabhathizwe njalo futhi ebizweni likaJesu Kristu ukuthi athole umoya ongcwele buya ungitshengise akula okunjalo akula mlayo onjalo lapho uJesu aze athi ngale hambani lifundise izizwe zonke libabhabhathize ebizweni likaBaba indodana lomoya ongcwele ubaba indodana loba umoya ongcwele ngitsho lokugodwa okulibizo akula kuwo uPetro waphenduka khona ngemva kwamalanga alithumi wathi phendukani futhi libhabhathizwe omunye lamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono futhi indawo yonke eBhayibhelini futhi ke lapha kulabanye ababhabhathizwa phansi lapho ngeyinye indlela nguJohane kukho ukuphenduka nje uPaul wathi kumele libhabhathizwe kakutsha kumele libuye njalo kodwa sibhabhathizwe ngumuntu omkhulu ongcwele uJohane wabhabhathiza uJesu kulungile leli livangeli lo ngumoya kaNkulunkulu owambulekile ngingumpostoli wenkosi futhi nxa ingilosi evela ezulwini ibuya ichumayele olunye ulutho mangibale lokho iBhayibheli lathi nxa uPaul wathi nxa ingilosi evela ezulwini ingatsho olunye ulutho ubishop omkhulu upapa umbonisi loba yini angaba yikho nxa engachumayela okunye okuthiyane nalokho engikuchumayele kini makabe ngoqalekisiweyo akulo asila mikhuba enjalo hatshi nomzana wena nje akulanto enjalo wena futhi khona ke bona kungani abantu bengakuboni lokho ngani abantu bengeke bakukholwe lokho bona
Omunye umuntu ukuchayile lapho Jimmy. Ukumiselwa phambili yikho kanye ngani bonke ubaba angiphe bona mina baza ini buya kimi khona qathu bonke ubaba angiphe bona mina bazabuya kimi kuyini inkinga ngami mina ngizama ukufumana lapha nanku silapha kulungile mangibale indima leyi futhi ke ngizalitshela lokho uPaulo izinto ezi umbiko wona engiwuthumayelayo lobo busuku nanku okwakhulunywa nguPaulo ngokumiselwa ngaphambili ngobhabhathizo lwamanzi ebizweni likaJesu ubhabhathizo lukamoya ongcwele ukuhlelwa ebandleni lokunjalo nanko lokhu akukhulumayo ngiyamangala etshela lawa amagalatiya ngoba lihlamuke masinyane kangaka owalibizela kuwo emuseni kaKristu ngilenhloni ngani ngamanye amazwi ukuthi liyayeka omunye umuntu abuye lapha aliguqule kulokho kwelinye ivangeli okungayisilo elinye kodwa kulabanye abalididayo futhi bethanda ukwenqabela ivangeli likaKristu ukwenqabela ivangeli eleqiniso likaKristu kodwa khangela manje khumbula kwakunguPaul owabamba ngamandla umuntu wonke owayengabhabhathizwanga ebizweni likaJesu Kristu ukubuya futhi babhabhathizwe njalo ebizweni likaJesu Kristu bangaki abakwaziyo ukuthi liqiniso bangaki abakwaziyo ukuthi kwakunguPaul owathi imfihlo lezi zazifihliwe kusukela ekusekelweni komhlaba futhi kwasekwambulwa kuye ukuthi samiselwa ngaphambili ukuba ngamadodana kaNkulunkulu ukuba sibekwe ubuntwana kwakunguPaul khangela lapha akutsho kodwa loba kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini ichumele loba yiliphi elinye ivangeli elehlukene lalelo esalichumayeza lona ngabe ngoqalekisiweyo ungathi nje angivumelani lawe nomzana makabe ngoqalekisiweyo nje mangibale indima elandelayo njengoba sesitshilo ngiyaphinda futhi njalo uba umuntu elichumayeza ivangeli eliphambene lalelo esesalamukelayo ngabe ngoqalekisiweyo kunjalo manje mfowethu dadewethu nxa kwakunguNkulunkulu ngolunye usuku futhi ngitsho ukuthi ngithemba ukuthi angeyisi lokho okwangithatha ukuyobona lokho okuncinyane manje ngiyathaba ngokwedlulisileyo angithembi ukuthi ngiyathaba ngokwedlulisileyo ngiyabusiswa nje ekuchumeleni angisazazi futhi ngiligcina lapha ngize ngibe kwazi ukuthi seliwozela njalo selidiniwe futhi nxali ngabakwazi kuphela ukuthi ngilifuna njani phethe yangale bona futhi nqangi ngiya ukukhuluma lokho njalo lapho lapho esithi ngathi kuzayenza wathi ungathanda ukubona ukuthi isiphetho siyini futhi khangela emuva futhi ngazibona ngilele lapho embedeni impela selibe ngazi okwesikhathi eside okweneleyo ukuba kwazi ukuthi ngilitshela iqiniso ngifuna ukulibuza enye into njengo Samuel wakhuluma engakagcobi uSawulu ngake ngalitshela olunye ulutho ebizweni lenkosi kodwa lokho okwakuliqiniso kunjalo na kuhlezi kuliqiniso ngake ngabuya ngazolicela imali kumbe olunye ulutho olunjalo hatshi bona angizali ngake ngenza olunye ulutho kodwa ngazama engweni lisayo ukulikhokhela kuKristu khona kanye manje bafuna ukuthi ngingofunda ingqondo zabantu liyazi obona okungaphezulu kwemicabango yomuntu ngoba zona izinto kumele ziphakame iBhayibheli lathi ziza kuphakama njengoJambres lo Janis bamelana loMose bayenza phose into efanayo uMose ayenzayo kwaze kwafika ekutshengiselaneni kunjalo kodwa khumbula uJambres lo Janis babengeke basilise babengasilisi babeletha izifo kodwa bengazisusi boni kulungile manje uNkulunkulu ngumsilisi ilizwi likaNkulunkulu lihlala liliqiniso ngizamile ukuthembeka kini ngizamile ukulitshela iqiniso ngiphose okweminyaka engamashumi amathathu lanye ngimile kuliphuphithi ngisuka ngibuya okweminyaka engamashumi amathathu lanye futhi ngolunye usuku ngizasuka ngihambe enkazimulweni ngiseceleni kwaliphuphithi bekulomfazi indodakazi ubaba umfowethu bonke bangcwatshwa phetsheya ngale bangani abaligugu ngikhangela amabhokisi abo lamaluba abekwe lapha futhi ngisazi ukuthi ngelinye ilanga ukuthi elami lizabe linjalo futhi manje liqiniso lelo kodwa ngokupheleleyo kusukela enhlizweni yami yonke ngilitshela ngenhliziyo yami yonke ngiyakholwa ukuthi ngilithumayeze ivangeli leqiniso lenkosi uJesu Kristu ngiyakholwa ukuthi kufanele libhabhathizwe omunye lamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu futhi lamukele ubhabhathizo lukamoya ongcwele futhi lobanini likwenza kuzalilethela intokozo ukuthula inhliziyo ende ukulunga ubumnene ukuthambeka ukubekezela ukholo futhi ngolunye usuku lokho okwenzakala kimi ngalokho kusa angikwazi angeke ngatsho lakathesi kumbe ngangelapha emzimbeni wami futhi ngabona umbono nje kumbe mhlawumbe ngasuswa lapha phesheya ngale angikwazi angeke ngitsho into eyodwa engiyaziyo ukuthi ngangihlezi ngisesaba ukufa leyo ndawo encane yodonsi kodwa ngangingesabi ukuthi uJesu wayengasozi abuye ezongithatha manje ngangingesabi lokho ngoba ngangingesaba lokho kodwa nxa ngingahlangana lawe futhi nje ube njengenkungu endala uphapha emoyeni kodwa ngiyabona manje lapho ngiyabona labo bantu babeqotho futhi babengabantu abakhe bahlanganelana lami lapha emhlabeni loba umkami uqala wayengayisuye umkami wayengudade wethu akazange angibize ukuthi ngingumkakhe wangibiza ngokuthi mfowethu othandekayo kwakungela ezamacansi kungela mizwa yalolu hlobo kwakungeke kwakuphelele kwakuyikuhlabusa kwakuyikuphelela ngiyamangala angikwazi ngiyamangala yilokho na akubonayo engakathi umhlaba lapho engaphesheya esibhedlela lapho ngimbiza futhi wathi Billy ukuchumayelile ukhulume ngakho kodwa wathi awukwazi ukuthi kuyini wathi angisela sifiso sokuhlala ngiyamangala nxa lokho kunjalo laleyo ndoda endala elobu nkulunkulu engcwele uFF Bosworth owema kuphuphitileyo owachumayela lami endaweni ezehlukeneyo zasemhlabeni omdala uFF Bosworth konke phose lalimazi elobu nkulunkulu indoda endala engcwele amahola amabili ngaphambilini awuphose iviki kumbe ezimbili engakahambi ngaya kuye futhi lapho wayelele ngemuva lapho khona lephose iminyaka engamajumi ayisficamunwemunye izandla zakhe ezindala ezincane zelulwa ikhanda lakhe elincane elilempabanga futhi lendevu lezo ezimhlophe ebusweni bakhe ngabamba indoda leyo endala ezandleni zami futhi ngaxabalala baba wami inqola zika-Israyeli futhi labagadi bamabhiza ayo ngoba nxa kwakule ndoda eyayimela iPentecost futhi engumpostoli weqiniso kwakungu-FF Bosworth ehlanzekile eqondile ivangeli leqiniso bona kwakungu-Bosworth futhi lapho ngimbamba ezandleni zami futhi ngaxabalala baba wami nqola zika-Israyeli futhi labagadi bamabhiza azo wathi ndodana hlala enkundleni wathi baqalele abanye abafanyana ukuya enkundleni nxa ukwanisa bengakangenisi okuningi okwedlulisa amalawulo lapho bahambisele ivangeli lelo leqiniso olalo ndodana wathi inkonzo yakho ayikaqala laka lokho kulokho ezakuba yikho wathi ungubranham omutsha wathi usemutsha ndodana ngathi mfowethu Bosworth ngile minyaka engamajumi amane lesificamunwembili wathi awukaqalisi lakathesi wathi ungayeki laba abachumayeli bamapentecost abasesebatsha baye khonale kanye lombhedo umnengi futhi bafake itshefu olinto futhi lithathe bonke abameli futhi lonke ilizwe lilwisane lakho ungakafiki lapho wathi qubeka mfowethu Branham qubeka ngevangeli olayo wathi ngiyakholwa ukuthi ungumpostoli kumbe umprofeti wenkosi uNkulunkulu wethu ngamkhangela ngamsingatha engalweni zami ngathi mfowethu Bosworth ngifuna ukukubuza umbuzo kwakuyisiphi isikhathi sakho esokuthokoza kakhulu isikhathi sakho iminyaka yakho yonke owayichumayelayo wathi khona manje mfowethu Branham ngathi uyakwazi ukuthi uyafa wathi angeke ngife ngathi kuyini
ngani usithi lesi isikhathi sakho esikuthokozisayo kakhulu. Kwakulomnyango omncinyane lapho, wathi ngilele lapho lo buso bami bukhangele emnyango lo. Loba umzuzu uphi lo engimthandayo futhi lalo engamthumayelelayo futhi ngamela yonke le impilo yami uzabuya kulo mnyango engilanda futhi ngizahamba laye. Ngamkhangela ngacabanga nga ngikhangeleka ngokufanayo njengangi zakuba yikho kuAbraham, uIsaac kumbe uJakobe. Ngathatha isandla sakhe ngathi mfowethu Bozwell, sonke sikholwa uNkulunkulu ofanayo, sikholwa into efanayo. Ngomusa kaNkulunkulu ngizathumayela kuze kuthi ukuphefumula kokucina kuthiye umzimba wami. Ngizahlala ngiqinisekile kuNkulunkulu njengokwazi kwami. Angisoze ngiyekethise evangelini kuliphi icele kumbe iphi indawo. Ngizahlala ngiqinisekile njengoba ngikwazi ukuhlala. Mfowethu Bozwell, ngizahlangana lawe elizweni elingcono lapho oyabe ungekho ncane kumbe ungakabi mdala njalo futhi kodwa umutsha. Wathi uzabe ulapho mfowethu Branham, ungakhathazeki. Futhi ihola lingakafiki, amahola amabili engakafi Bhuse ngemva kwenyanga ezimbili, ngangicabanga ukuthi wayesesifa leso sikhathi. Umkami wabuya futhi wambona, wayehlezi ecabanga kakhulukazi ngaye. Futhi ke unkosikazi Bosworth,
about 2 hours he'd been laying sleeping, he raised up. He looked and he jumped up from his bed.
Futhi Bhuse amahola amabili elele, wavuka wakhangela futhi weqa esuka embhedeni wakhe. Wathi, mama, awu, angazi ngikubone okweminyaka. Baba, mfowethu Jim, ngani? Wathi, asiboneni. Wawungomunye wabaphendukayo bami enkosini eJoliet, Illinois. Wayefile okweminyaka engamashumi amahlanu. Bona, yebo. Wathi, ungudade Spanibani? Yebo. Ngakukhokhelela enkosini emhlanganweni waseWinnipeg. Yebo. Ngani? Nangu udade Spanibani, angazi ngikubone. Yebo, bona. Weza enkosini ko Spanibani futhi okwamahola amabili kanye waxawula izandla lalabo abakhokhela enkosini. Wahamba wabuyela endaweni yakhe futhi walala phansi waguqa izandla zakhe futhi lokho kwaba yikho. Umfowethu FF Bosworth, angabe wangena lelo lizwe uJesu angivumela ukulibona ngobunye ubusuku na? Nxa kunjalo ulapho engumfana omncane lobu busuku uNkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe. Futhi mangiphile ngithembekile ukuze ngingene lelo lizwe. Futhi mangibe yinceku yeqiniso kuKristu. Ngilenhloni ngempilo yami. Ngilenhloni phambi uba ngiyonile phambi kwenu lina bantu. Liyangikoloda khona ukubuya lizongitshela. Bona, ngiyazama ukuphila kuhle. Ngiqondile kukho konke uNkulunkulu angivumele ukuthi ngikwenze ngomsa wakhe. Bona. Kodwa khangelani bangani, liyakukoloda kimi nxa lisazi ulutho olubi ngempilo yami. Buyani lingitshele njalo futhi. Khangela, ngiyakukoloda ukuma lapha futhi ngilithumayeze ivangeli leqiniso. Ngiyalikoloda ngoba ngikhangelele ukubona ubuso balo lalo wenu, bafana abatsha labafazi phesheya kumgoqo, phesheya kuyikuphefumula kanye phakathi kwalapho okhona futhi lalapho. Manje kuqondile lokho kukhona. Futhi makuthi uNkulunkulu womusa wonke uNkulunkulu wezulwini hathi ukungahloniphi kodwa ngenhlonipho papha ngalolu suku olukhulu lapho esiza phendukiswa ngemuva, lapho futhi sibe lemizimba yethu yasemhlabeni njalo ukuze sinathe futhi sidle amaglebusi futhi lesithelo selizwe. Baza kwakha izindlu njalo omunye angahlali, baza hlanyela izivini futhi omunye kasoze adle kuzo. Bona, umuntu oyedwa uyahlanyela isivini, indodana yakhe isithathe, futhi ke indodana yakhe isithathe, futhi le yakhe, kodwa hatshi endabeni leyi, uzaku sihlanyela futhi ahlale lapho. Bona, kunjalo, siza kuba lapho nini, futhi makuthi elizweni lelo, mangibone omunye lamunye wena. Futhi ngiyazi ukuthi ngiyakhuluma phakathi lapho, lakubafundisi beziquntathu, futhi bazalwane bami. Angikhulumi lokho ukuzwisa ubuhlungu. Ngingowezi quntathu lami. Ngiyakholwa ebuthathwini izifanekiso ezintathu zikaNkulunkulu, Baba, Ndodana lomoya ongcwele, kodwa hatshi uNkulunkulu abathathu. Bona, ngiyakholwa kulezifanekiso ezintathu impela. Ngenza lokho ngenhliziyo yami yonke, Baba, Ndodana lomoya ongcwele, kodwa akusibo uNkulunkulu abathathu, bangezintathu nje kumbe izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu. uNkulunkulu wake wahlala ngesinye isikhathi kububaba, kubundodana, futhi manje umoya ongcwele nguNkulunkulu ofanayo ezikhundleni ezintathu. Futhi bale futhi ubaba indodana lo moya ongcwele akusibizo likaNkulunkulu. UNkulunkulu ulebizo elilodwa futhi ibizo lakhe nguJesu. IBhayibheli lathi imuli esezulwini ibizwa ngokuthi Jesu futhi lemuli esemhlabeni ibizwa ngokuthi Jesu kunjalo. Ngakho uNkulunkulu wayelebizo elilodwa, ibizo lobuntu, wayengu elobizo elithiwa Jehova Jireh, Jehova Rapha, lezo kwakuyizinhloko zobuNkulunkulu bakhe, kodwa wayelebizo elilodwa, Jesu, futhi lo nguye. Futhi ngeqiniso bazalwane bami, nxa lingavumelani lami, khumbula ngizahlangana lani phesheya khonale, kungenani bona, ngizabe ngilani, futhi uNkulunkulu alibusise, futhi ngiyalithanda. Futhi ngifuna ibandla ukuthi likhumbule kathesi ngesonto ekuseni siza kuthathela khonapho futhi ngizazama ukuthi ngingaligcini isikhathi eside esidlula ihola lesibili nta ukuze sibe lomhlangano wemini futhi nxa singenelisa futhi nxa ngingenza njenge ngikwenzileyo lobu busuku ichumi lengxenye liyangixolela. Bangani, asila sikhathi esinenye esiseleyo sithandwa. Ngilibiza ngokuthi sithandwa ngoba liyizo liyizithandwa zami. Liyazi ukuthi ake nanku umbhalo ubuya uPaulo wathi ngilobukhwele ngani ibandla la ngobukhwele bobuNkulunkulu ngoba ngalendisa. Nanku ke abaku bambileyo yikho lokho ngoba ngalendisa ngilibambanise uKristu njengentombi emsulwa. Manje nxa lokho kwakuliqiniso ngaleso sikhathi ngalolo suku wathi bona abantu bathi kimi bathi uJesu uzabuya kuwe futhi uzasinikeza kuye intombi emsulwa ukwahlulelwa ngelizwi owalithumayelayo kibo. Futhi khangela, nxa ngithumayela kini lokho uPaulo akuthumayelayo ebandleni lakhe, nxa iqembu lakhe lingena lelethu lizangena futhi ngoba silento efanayo. Amen. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Manje lapho sisithi uNkulunkulu alibusise. Manje umalusi wethu othandekayo, mfowethu Nevi.